See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Liyabona umfowethu Neville uyakholwa ekubekeni izandla. Ngiyabona ngile mibuzo ethile. Manje ngizayithatha le kusasa ebusuku. Ngoba kangila sikhathi sokuyikhangela lobu busuku. Mhlawumbe embikweni wobusuku obedluleyo. Manje nxa ekhona olombuzo waloba yuphi umbiko. Ibekeni nje ngobunye ubusuku obubodwa futhi bese ngiyithatha ubusuku obulandelayo. Manje kusasa ebusuku ngizathanda ukuthola kumbe ukuba lakho bengisitsho abanye abachumayeli nxa kusenzeka. Nxa kungenzeki amanye amahle amadoda aqinileyo kumbe abesifazana labo esingababiza esikhathini sesidingo ukuthi kungenzakala kusasa ebusuku. Siyaqalisa emva kombiko okubeka izandla futhi okomoya ongcwele. Futhi ke kuza kuba le lilalo ithuba lenu lokuhlala khona lapha nxa lifisa ukuzihlalela ikhefu lonke nxa kuthatha isikhathi eside kangako ukufa. Futhi ke nxa kungenjalo, nxa lifisa ukuya emakhaya enu ngani singathokoza. Nxa lingangena endaweni lapho lina ungazi nje lapho okuya khona. Sifuna ukuthatha abachumayeli inombolo zabo, ngabe izethekeli inombolo zabo lapho abahlala khona, ukuze lapho esingabathola khona ukubabamba khona kanye, futhi sihambise oyedwa ekhaya linye, oyedwa kwelinye, loyedwa kwelinye, ukuze baliphe izilayezo. Lina elizadinga lesi sibusiso esikhulu, leso esikhuluma ngaso ubhaphathizo lukamoya ongcwele. Ubusuku obedluleyo besikhuluma lokho owawuyikho, wawuyini umoya ongcwele, futhi siwufumene ukuba nje into yonke leyo uNkulunkulu ayithembisa kithi. Phakathi kwakho sathola khona nje lokho ibandla likaNkulunkulu eliza kufuna. Siwufumene wona ukuba luphawu, umduduzi, ukuphumula, futhi lentokozo, futhi lokuthula, futhi lokuvuka, futhi lakho konke lokho uNkulunkulu akuthembisayo ebandleni lakhe kukhona phakathi kukamoya ongcwele. Futhi khathesi lobu busuku sifuna ukuchumayela mayelana kumbe sikhulume mayelana, sifundise mayelana phose ngilamabili kumbe amathathu amakhasi ezifundo lapha kumbe imibhalo phezu kwakho. Kulokho ubusuku obedluleyo ngachiya iCrudence Concordance yami ibekwe lapha, futhi kangizange ngiyithole. Futhi nje ngase ngifanele ngihambe ngokukhulu engingakwenelisa lamuhla kanye le mibhalo. Manje futhi kusasa lobu busuku sifundisa mayelana yayiyini injongo kaNkulunkulu ethumela umoya ongcwele. Ungowani wona? Nga wona uyinto enkulu kangaka? Khona-ke kungani uNkulunkulu wawuthumela? Khona-ke kusasa ebusuku sifuna ukukhuluma mayelana ungowakho na, futhi uwuthola njani na, futhi ukwazi njani lapho usuwutholile na. Futhi-ke emva kokuba sidlula kulokho ngemibhalo, sikuchazise ngemibhalo, sisebenzisa imibhalo ezintweni zonke, khona-ke labo abadinga umoya ongcwele bazakuza phambili-ke. Futhi-ke ngiyathemba imvuselelo isiqalile kusukela lapho kusiya ukuqhubeka sisiya lomoya ongcwele. Manje kuyikuba kusasa ebusuku abaningi bangahlala okwesikhatshana emakamelweni phakathi ebandleni. Ngizwa aluba singathatha abachumayeli abaningi nalabo bantu abalolwazi ekukhokheleni abantu ukwamukela umoya ongcwele, ukubakhuthaza ukuya emakhaya lo mfazi lendoda yakhe kumbe lo muntu odinga umoya ongcwele, labo abalayelwe kuhle kulokho okokwenza. Nxa lingapha nje inombolo zenu zefoni kumbe ikheli kumalusi lobu busuku kumbe kusasa ebusuku, kupheni nje kumfowethu uNeville. Khona-ke lokho kuzasisiza ukubuthanela umhlangano. Phana nje inombolo yakho yefoni lapho esingenelisa ukukubamba khona. Futhi-ke uthi ngizakube ngitholakala, futhi nxa sifuna ukungingenisa endlini, nxa kungumfazi eyedwa, khona-ke singathumela umfazi. Bona kulumfazi. Futhi-ke nxa kusekhaya lapho okulendoda lomfazi wakhe ngani, singathumela umchumayeli. Futhi singathokoza kuba lingancedisa, ngoba ngiyazi lonke liyancedisa, lonke lilokukhuthazela lokhu lento eqhakatheke kangako. Futhi khumbula lo osindisa umphefumulo empambekweni yakhe usemboze ixuku lesono. Bona futhi umlomokazi kaKristu ulambile lokoma uyahelelwa ukuzala abantwana bakaNkulunkulu. Futhi khathesi lobu busuku singakabali imibhalo, kasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje sikhuleke. Futhi nje singakakhuleki, lina elilamakhanda akhothanyisiweyo, ingaba lesicelo na? Phakamisa nje izandla zakho futhi uthi, Nkulunkulu, ngobuqotho, ngiyaphakamisa izandla zami, ngilesidingo, ngiyakhuleka ukuthi uzangisiza, o Nkosi. Unkulunkulu abusise munye lamunye wenu, uyabona izandla zenu, ingilosi sezibhale phansi izicelo zabo. Futhi Baba osezulwini, siyeza khathesi sisondela kuwe njalo emkhulekweni, lokho okungela kuthandabuza ukuthi umkhuleko usuvele wenziwa phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu lobu busuku kule indawo encinyane, lokuthi ingoma sezihlatsheliwe futhi siphakamise inhliziyo ekugcwaleni intokozo sithokoza ekudumiseni uNkulunkulu. UDavida wathi wayeza kuza ebandleni labangcwele futhi enze izicelo zakhe zazakale, futhi lobu busuku kubele zandla eziningi. Ingxenye mhlawumbe ngingathi amaphesenti angamathumi ayisificaminwembili alabo abahlezi kulesi sakhiwo lobu busuku baphakamise izandla zabo okwezicelo. Uyatshengisa Nkosi ukuthi asingeke nje sihambe singekho kanye lawe. Sifanele sibe lawe usuku ngosuku. Uyimpilo yethu, intokozo yethu, impilo enhle yethu, amandla ethu asiqinisayo, ukuhlala kwethu, isihlangu sethu, ihawu lethu esitheni. Futhi kasingeke nje silwe impi yempilo singela wena. Ngabe kungeke kwenzakale ngokupheleleyo kithi ukuthi sikwenze, futhi kufanele sithembele kuwe ngokupheleleyo, ngoba siyazi ukuthi sihamba kwelimnyama ilizwe elifipheleyo. Wonke amacele isitha sisivimbele, sibeka izithiyo lemijibila. Indlela zethu Nkosi zigcwele imijibila yesitha ukusiphazamisa. Futhi thina lathi siyazi ekugcineni kwendlela silakho lokho okude okuyisihotsha esilithunzi esibizwa ngokuthi ikufa ukudlula kukho. O Nkosi, ubani ozakubamba izandla zethu ke? Sifuna ukuba kwazi wena khathesi Nkosi. Sifuna ukuba kwazi ukuthi ulezandla zethu, lathi silesandla sakho, ukuthi sibe laleso siqiniseko esigcinileyo, ukuthi lapho sisiza kuleso sikhatshana sokucina esikhulu sempilo yethu, leso esingena kulowo mnyango othiwa yikufa, ukuthi singatsho kanye lomngcwele wasendulo, ngiyamazi emandleni okuvuka kwakhe, futhi ngiyakwazi ukuthi lapho ebiza ngiza kuphuma kwabafileyo. Manje Baba Nkulunkulu, siyakhuleka ukuthi uzabusisa izicelo zethu futhi lokubuthana kwethu. Busisa amazwi akho futhi nxa ngingakhuluma loba yini engabe iphikisana lelizwi lakho kumbe intando yakho, wena ulokhu ulamandla okuvala umlomo njengalokho owakwenzayo ebhalwini lwezilwane lapho uDaniyeli ephakathi. Futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi uzavula indlebe lezinhliziyo lobu busuku, ukuthi futhi udale phakathi kwabo indlala lokoma. Makuthi bome ukuthi bangalali kumbe baphumule loba ngaphi kuze kuthi umduduzi abuye. Siyakholwa ukuthi siphila esikhathini sensuku zokucina ethunzini lokubuya kwakhe, futhi yikho lokho imibiko leyi eqondiswe khona Nkosi. Kungokwabantu ukuthi babambisise bathathe isixwayiso. Futhi makuthi lobu busuku sidonse nje ugebhezu bona kathesi ilubeke eceleni kwebhentshi, sithi Nkosi Nkulunkulu, ngisitsha kuwe esokwamukela. Vumela umoya wakho uhambe kimi. Ngibumbe futhi ungenze okwentando yakho. Izanikela inhliziyo yami, amandla ami, konke okwami kuyo imbangela yakho. Sizwe Nkosi, ngasikho lapha ukuze sibonwe ngalobu busuku obunayo. Ngasikho lapha nje ngoba singelandawo yokuya khona. Silapha ngokweyodwa engcwele, injongo engcwele enhlizweni zethu. Lokho yikuthi ukusondela duzane lawe. Sisazi ukuthi wathembisa ukuba nxa singasondela duze lawe, lawe uzasondela duzane lathi. Futhi yiso isizathu silapha. Lo obuya elambile ngayi kuphuma elambile. Babusisiwe labo abalambela labomela ukulunga, watsho uJesu, ngoba baza kusuthiswa. Futhi nxa singacela isinkwa, ngasiyikwamukela ilitshe. Silaso leso siqiniseko. Futhi nxa singacela inhlanzi, ngasiyikwamukela inyoka. Kodwa uNkulunkulu ubaba wethu uzazifunza ngemana yasezulwini, ilizwi lakhe lomoya wakhe lo ofakaza ngaye.
Answer our prayers, Lord, and our request as we further wait on thee.
Pendula imkhuleko yethu, Nkosi, futhi lezicelo zethu. Lapho siqhubeka, sisalindele kuwe. Ebizweni lika Jesu Kristu siyakhuleka. Amen. Manje, nina elibhala phansi, le imibhalo. Nxa lingavula kanye lami kuJohane ongcwele njalo. Isahluko 14.
We want to begin at the 14th chapter of St. John.
Sifuna ukuqalisa kusahluko 14 sika Johane ongcwele. Futhi kasiqaliseni phose indima 14. UJohane ongcwele 14:14. Futhi sibale isigaba salo umbhalo. Manje kulokhu uzathola inengi lendikimba engifuna ukukhuluma ngayo lobu busuku. Futhi khumbulani, nina elilamaBhayibheli alenhlamvu ezilotshwe ngokubomvu. Zibomvu. Lokhu kunjalo kungamazwi lawo uJesu awakhulumayo. Ngakho-ke singaphumula siqinisekile ukuthi uzakuba njengalokhu akutshoyo. Izulu lomhlaba kuzakwedlula, kodwa ilizwi lakhe kalikwehluleka. Manje sizabala kusukela kundima 14, yesahluko 14.
Ye shall ask anything in my name.
Ngani ngacela loba yini ebizweni lami, ngiza kulwenza. Kuyisithembiso bani esibusisekileyo.
If you love me,
ngani ngithanda gcinani imilayo yami.
And I will pray the Father and he shall give you another comforter.
Futhi ngiza kucela kubaba, futhi uzalinika omunye umduduzi ukuthi ahlale kini kuze kube nini lanini.
Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive,
umoya weqiniso lo umhlaba ongeke umamukele ngoba ungamboni. Manje lina elingabe libala kuvela eBhayibhelini lesiGreki, ngingakubona phakathi lapha. Hathi ukubona lapho kutsho ukuzwisisa, ngoba umhlaba awumzwisisi. Lokho kuliqiniso sibili. Mangiyibale futhi kathesi. Umoya weqiniso, lo umqiniso, umhlaba ongeke umamukele, ngoba ungamboni, kumbe ukuba mazi, kodwa lina liyamazi. Ubani? Umduduzi.
For he dwelleth with you.
Ngoba uhlala lani kathesi, inkathi yamanje uhlala lani, futhi uzakuba kini. Kuyini umduduzi ofanayo? Kangiyikulitshiya izintandane. Loba ngubani uyazi ukuthi ni yisabizwana somuntu.
Come to you.
Ngiza kubuya kini.
Yet a little while and the world seeth me no more. But ye
kuseyisikhatshana, futhi umhlaba kawusayi kungibona. Kodwa lina liyangibona mina.
All
ngoba ngiyaphila ngizaphila lani.
At that day you shall know that I am
ngalolosuku
in my Father.
Ngizakwazi ukuthi ngikubaba wami futhi lani ngikini futhi lami ngikini. Lapho kuza kuba khona isiqokoqela somcabango wami, kodwa siza kubala phambidlana. Ake ngibale lokho futhi khathesi njalo. Ngalolo suku, usuku olukhulu, usuku lokwahlulelwa. Lolo suku, ngiza kuba kwazi ukuthi ngikubaba, futhi lani ngikini, futhi lami ngikini. Lo olemilayo yami futhi ayigcine yona nguye lo ongithandayo futhi lo ongithandayo uzathandwa ngubaba wami futhi ngizamthanda yena futhi ngizazibonakalisa kuye. UJudasi wathi kuye, kungeyisuye u-Iskariyoti, Nkosi, kwenziwa yini ukuthi uzazibonakalisa kithi futhi kungesikho emhlabeni? Leyo yikosmos, uhlelo lomhlaba. Nxa ulebala emphethweni lapho uzananzelela elami lingu-G futhi lithi lapha kosmos kumbe uhlelo lomhlaba. Lawo ngamabandla lokunjalo. Bona kwenziwa yini ukuthi uzazibonakalisa kithi futhi kungesikho kibo? Wena ungakwenza kanjani? UJesu waphendula futhi wathi kuye, nxa umuntu engithanda, uzagcina amazwi ami. Amen.
And my Father will love him, and we will come unto him.
Futhi ubaba wami uzamthanda yena, futhi sizabuya kuye, futhi sihlale laye.
He that loveth me not,
lo ongangithandiyo, ngagcini amazwi ami. Engagcina amazwi ebandla kodwa gcina amazwi akhe. Liyabona futhi amazwi lawo eliwezwayo kayisiwo ami kodwa ubaba ongithumileyo. Lezi izinto izikhulumile kini isasekhona lani. Kodwa umduduzi ongumoya ongcwele lo ubaba azamthumela ebizweni lami uzalifundisa izinto zonke futhi alethe zonke lezi izinto lawo ngamazwi akhe emkhumbulweni wenu loba yini engikukhulumileyo kini. Injongo bani uNkulunkulu athumela umoya ongcwele ke makengeze izibusiso zakhe elizwini lakhe. UJesu wathi ukuthi alolo suku niza kuba kwazi ukuthi ngikubaba lobaba ukimi futhi lina mina ngikini futhi lina likimi. Manje ngabe siza kukhuluma lokhu, manje khumbula lokhu kuza kuba sethephini. Usomabhizimusi ongumKristu phandle kweLouisville wangibiza isikhatshana esedluleyo futhi wathi, kulihlazo Bill ukuthi leyi mibiko njengalokhu okutshiloyo ubusuku obedluleyo akufiki kunkulungwane ezingamathumi amane lapha kule khulu lamathumi amahlanu kumbe amakhulu amabili amakhulu amathathu abantu ethabhanekeli lakho elincinyane. Ngathi mnumzana, enyangeni eziyisithupha kusukela khathesi nxa uJesu ephuza umhlaba wonke jikelele uzakuzwa lokhu. Bona wona amathephu ayahamba wonke umhlaba, bona yonke indawo. Futhi ngakho-ke siyafundisa lapha khathesi nje lokho esikukholwa ukuba liqiniso nalokho esikutholileyo ukuthi uNkulunkulu ukuqinisile kithi ukuba liqiniso. Manje injongo kuyini okwakuyinjongo kaNkulunkulu ekuthumeleni umoya ongcwele? Manje ngiza kubhala lokho phansi kuJohane 14 kusukela indima 14 kuthi sibala sisehla isahluko okwesisekelo. Injongo kaNkulunkulu siyafumana lapha ekuthumeleni umoya ongcwele kwakuyinjongo eyodwa ukuthi uNkulunkulu ngokwakhe engahlala ebandleni lakhe futhi aqhubeke ngamacebo akhe ngebandla. ukuthi uNkulunkulu hayi kuKristu eqhubeka ngecebo lakhe kuKristu kuphuma kuKristu kungena ebandleni eqhubeka umsebenzi wakhe ngebandla. Manje siyakwazi lokho umoya ongcwele oyikho sifumene ukuthi ubusuku obedluleyo ukuthi nguNkulunkulu. Manje lapho sicabanga ngoNkulunkulu uBaba njengoJesu wakhuluma ngakho lapha uBaba wakhe uNkulunkulu indodana njengoJesu uNkulunkulu umoya ongcwele njengalokho esikubiza khona lamuhla. Manje lokho kakutsho ukuthi kuleziqu ezintathu onkulunkulu abehlukeneyo. Kutsho ukuthi kulo nkulunkulu oyedwa ezikhundleni ezintathu. Masikutsho njengalokhu, wonke lokho uNkulunkulu ayeyikho wakuthulula kuKristu ngoba wazithulula futhi wakuthulula kuKristu futhi uKristu wayeyikugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Wonke lokho uJehova ayeyikho wakuthulula kuKristu futhi konke lokho uKristu ayeyikho wakuthulula ebandleni kungeyisuye umuntu oyedwa kodwa konke umzimba jikelele. Kulapho esiza khona ndawonye ngokubambana silamandla. Wonke lokho uNkulunkulu ayeyikho kwakukuKristu futhi konke lokho uKristu ayeyikho ngokuwe, ngoba uNkulunkulu wenziwa waba yinyama futhi wahlala phakathi kwethu. UTimothi wokuqala 3:16, nxa ukubhala phansi kungela kuphikisana inkulu imfihlo yobuNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni futhi sambamba. UNkulunkulu uJehova wenziwa inyama futhi wahamba emhlabeni futhi sambona ngamehlo ethu. Ngiyazi esahlukweni sinye sikaJohane 14 uFilipu wathi, Nkosi, sitshengise uBaba futhi kuzasisuthisa. UJesu wathi, ngibe lawe okwesikhathi eside kangaka Filipi futhi kawungazi? Lapho ungibonile, usumbonile uBaba. Futhi kungani usithi kimi, sitshengise uBaba? UNkulunkulu wenziwa waba yinyama. Manje nanko lapha, uBaba wayenguNkulunkulu phezu kwakho, sithi besikhona kusukela ku-Adamu. UNkulunkulu uBaba wayephezu kukaMose labantwana bako-Israyeli ngensika yomlilo. Khona-ke uNkulunkulu elathi ekuKristu wahamba lathi, wakhuluma lathi, wadla lathi, walala lathi. UNkulunkulu ephezu kwethu, uNkulunkulu elathi futhi khathesi uNkulunkulu ephakathi kwethu. Wonke uNkulunkulu ayeyikho kweza kuKristu. Wonke uKristu ayeyikho kweza ebandleni. Woyini uNkulunkulu esebenza ekuwe loba ngapi emhlabeni lapho angafuna ukukubiza khona? Ukhona lapho esebenza ekuwe esenza intando yakhe enhle. Sifanele simbonge uNkulunkulu ngalokho. UNkulunkulu umoya ongcwele uthunyelwe okwenjongo kaNkulunkulu ephila ebandleni lakhe, ehamba esikhathini ngasinye esebenza intando yakhe yobuNkulunkulu. Lapho abantu bekwenza inhlekisa, abakwenzi inhlekisa, benza inhlekisa ngalo okuthumileyo. Ngakho uJesu wathi, libusisiwe lapho abantu beza kukhuluma zonke inhlobo zobubi mayelana ngani, ngamanga, ngenxa yebizo lami. Libusisiwe futhi njalo bonke abaphila ngobungcwele kuKristu Jesu baza kuhlutshwa ngokuzingelwa. Ngoba lapho uNkulunkulu ezazisa kuKristu bamzonda, ngubani owamzondayo ngokwedlulisileyo? Ibandla. Ibandla lamzonda ngokwedlulisileyo, bamzonda ngokwedlulisileyo kulezidakwa. bamzonda ukwedlula abanye bonke abantu. Kwakulibandla elamzondayo. Ngakho-ke lapho libona icosmos, uhlelo lomhlaba, umhlaba kawumazama, kutsho ibandla elibizwa ngokunjalo ngalimazama, weza kwabakhe futhi abakhe abamamukelanga. Kodwa bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba ngamadodana kaNkulunkulu kulabo abakholwa ebizweni lakhe.
Oh,
kufanele simthande kanjani futhi simkhonze. Injongo kaNkulunkulu efuna ukuba sebudlelwaneni. Njengoba singakachiyi leso sifundo, asisebenziseni lokhu ngensuku zikaRute emthethweni wokuhlengwa, lapho uNaomi esechiye ilizwe ngenxa yokuvivinywa izikhathi ezinzima. Waya elizweni lamaMowabi ababebuthukuthuku, ababezenza amaKristu, ngoba amaMowabi babevela endodakazini kaLothi, futhi babebizwa ngokuthi amakholwa, futhi bexubene. Futhi-ke indoda yakhe yafa, lamadodana akhe amabili afa, futhi endleleni esiya ekhaya, uNaomi, uRuthe loNaomi, endleleni yakhe esiya ekhaya, eyakhe omunye wabomalukazana bakhe, u-Opa, wathi wayeza kubuyela elizweni lakhe, kubonkulunkulu bakhe, futhi lasebandleni lakhe, futhi lasebantwini bakhe. Njalo uNaomi wazama ukwenza uRuthe ukuthi abuyele emuva, kodwa wathi, abantu bakho ngabantu bami, uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wami. Lapho ofa khona, lapho ngiza kufela khona lami, lapho ongcwatshwa khona, lami ngizangcwatshelwa khona, kuthi angizoze ngibuyele emuva. Yikho lapho umuntu ayabe ebambe khona umbono. Akwenzi mehluko ukuthi abantu bakhe babesithini, uyakhona ngale ukuya kuba ngumgiqiki ongcwele kumbe olunye ulutho. Lokho akuyenzanga umehluko kuRuthe. Kwakule njongo kaNkulunkulu okwakumele igcwaliswe. Futhi njengokuqiniseka elilambele ngakho umoya ongcwele lobu busuku, into ephakathi kwakho ekudonsayo ukuthi injongo kaNkulunkulu empilweni yakho kumele igcwaliswe njengokwakuyikho ngoRuthe. Indaba inhle sibili, angingeke ngiyichiye nje okwesikhatshana. Ngiyawazi umthetho wokuhlengwa ukuthi lapho uBowazi, yayazi indaba yokuthi uRuthe wathokoza njani ensimini futhi wathola isisa kuBowazi, futhi engakamthathi wayemele ahlenge konke uNaomi ayelahlekelwe yikho. Futhi lowo kuphela owayengahlenga ilifa likaNaomi elalilahlekile emthethweni wokuhlenga, kwakuyisihlobo esiseduze. Kwakumele kube izihlobo eziseduze engakahlengi, futhi lezo kwakuyizihlobo zakhe eziseduzane. Futhi kwakumele enze isibonakaliso emphakathini ngaphandle kwesango, kumbe isivumo emphakathini ukuthi wayehlenge konke uNaomi ayelahlekelwe yikho. Futhi uBowazi wakwenza ngokuphumula isicathulo sakhe phambi kwabadala, futhi wathi, nxa kulo muntu lapha ololutho olungolukaNaomi, mina lamuhla sengiluhlengile. Futhi leyo yiyo indlela uNkulunkulu ayenza ngayo, walandela imithetho yakhe uqobo. UNkulunkulu angeke alandele akunike umthetho owodwa wokulandela, futhi yena alandele omunye, uyalandela imithetho yakhe uqobo. Khona-ke uNkulunkulu ukuze ahlenge ibandla elilahlekileyo, umhlaba olahlekileyo, indalo elahlekileyo, uNkulunkulu lowo ongakhawuliyo emoyeni ukuhlenga usendo lwabantu olulahlekileyo. UNkulunkulu ngokwakhe waba yisihlobo, umuntu, indodana ayidalayo esibelethweni sikaMariya. Futhi-ke wasesenza isiboniso kumbe ubufakazi ngaphandle kwamasango aseJerusalema waphakanyiswa phakathi kwamazulu lomhlaba futhi wafa njalo wahlenga konke futhi ekopheni igazi wangcwelisa ibandla ukuthi yena ngokwakhe angaphila kilo futhi abe nobudlelwano njalo ahlanganyelane lalo leyo ndawo yobudlelwano elahlekileyo kusukela ezivandeni sase-Edeni lapho uNkulunkulu ayesehla phansi intambama yonke isikhathi sebandla like lananzelela na uNkulunkulu wehla phansi ngokuphola kwelanga ekutshoneni kwelanga kulenye into emayelana ngokuqala kobusuku abantu bacabanga ngebandla langoNkulunkulu amaKristu ngiyabona ilanga litshona ngiyananzelela ukuthi ilanga lenu selitshona futhi ngokuphola kwantambama wayesehla phansi futhi ahlangane labo futhi lapho walahlekelwa yibudlelwano lobo ngoba isono sasingamvumeli ukuthi akwenze futhi-ke wenziwa inyama futhi wahlala phakathi kwethu ukuze aphenduke njalo emuntwini futhi aphile emuntwini futhi abuyisele umuntu esimweni sokudlelana laye njalo futhi amuphe ilungelo lakhe aliphiwe nguNkulunkulu yikho lokho akwenzayo yiyo injongo kamoya ongcwele ungubaba njalo uNkulunkulu ubaba ehlala kuwe esenza amacebo akhe ukuqedisa icebo lakhe lokuhlenga esebenza ngawe ekwenza ube ngosebenzelana laye ekupha indawo ekupha ingxenye yowileyo umfoweni lodadewenu olahlekileyo ekupha umoya wakhe lothando lwakhe ukuthi uyezingela abalahlekileyo njengalokho akwenzayo ezivandeni sase-Edeni Adamu Adamu ungaphi yikho lokho umoya ongcwele akwenzayo endodeni kumbe kwesifazana lapho utshaya enhliziyweni yabo futhi uthathe indawo yawo yokuhlala ulokoma yokulambela imimoya elahlekileyo yiyo indaba ngemihlangano lamuhla akula kubamba kukamoya okweneleyo kukho ukuhambela imimoya elahlekileyo labafayo kaningi yikwenza ibizo kumbe ibandla kumbe isakhiwo kumbe inhlanganiso yesonto kulo hlelo lokuzuza imiphefumulo kolusizi olunganani singahlala kikho okwesikhathi uNkulunkulu wazithulula kuKristu kuqondile uKristu wazithulula ebandleni ngakho-ke manje khangelani ngalolo suku liza kubakwazi ukuthi ngikubaba futhi lani likini futhi lami ngikini ngalolo suku liza kubakwazi ngoba yikuthi into yonke licebo elilodwa lokuhlengwa isehla phansi ukuthi uNkulunkulu ephenduka uzophila phakathi futhi ahlale kanye futhi ahlangane labantu bakhe njengalokho akwenzayo ekuqaleni manje khona-ke lapho eletha ibandla lakhe ezimweni zokukhuluma alethe ibandla lakhe endaweni leyo angageleza esebenza futhi athande futhi ancene njalo abe nobudlelwano khona-ke uzabuya i-Edeni uzabuyisela ibandla lakhe lapho elamthiya khona ukubuyela e-Edeni njalo lapho elawa khona lona manje yikho lapho elayenza ukuqala kwalo kumbe ukuwa yikho lapho elizabuyiselwa khona lokuhlengwa konke okungelasici ebaletha khona kanye kuleyo ndawo njalo ibandla belisemhlabeni okwesikhathi esithile futhi ibandla sibili ngemva kwenguquko eminyaka engamakhulu alitshumi lanhlanu ezikhathi zobumnyama uLuther wayengumguquli wokuqala ukuza ngemva kokuqala kwabapostoli futhi-ke lapho uLuther esebuyile uNkulunkulu wathontisela kancinyane okukamoya futhi wakuthulula phezu kwebandla ekulungisisweni uthi ke ensukwini zika Wesley wathulula okunenganyana kwakhe ekungcwelisweni futhi njengesikhathi sesikhulile usiya esikhathini sokucina uNkulunkulu ubegcwalisa ibandla lakhe thalaza nje ufumanise qale lokuliqiniso kumbe kungeyisilo khangela isikhathi samaLutherini lina elibala imbali khangelani imvuselelo yabo lalokho abakwenzayo khangelani ukuthi imvuselelo kaWesley yayinkulu okunganani babe lamandla amaningi okunganani kodwa beyincosana khangelani ensukwini zePentecost babe lemvuselelo enjani ngalezo zikhathi enkulu kanganani eyathanyelela ndawo zonke futhi isethekeli sethu sangesonto iphepha leKatolika lapha isivumo ukuthi amaPentecost aletha isigidi lenkulungwane ezingamakhulu amahlanu zabaphendukayo eminyakeni owodwa bedlula wonke amabandla ndawonye amaKatolika aguqula kuphela bathi isigidi kwesabo isethekelisa ngesonto iphepha elithiwa isethekelisa ngesonto banika isitsho ukuthi amaPentecost babedlula futhi khumbula ukuphenduka ePentecost kuyikuphenduka ngokugcwaliswa ngumoya ongcwele kwaba yingcosana okokuqala ehlangothini lwempotweni phandle lapho lele katali endala futhi abafazi babengenelisi ngitsho ukuba lepheya yamasokisi eyodwa belele phandle lapho esipolweni sesitimela futhi bedobha amabele futhi bewachola njalo besenzela abantwana babo isinkwa kodwa kwafika ngaphi ibandla elilamandla sibili elimileyo emhlabeni lamuhla kungayisikho emehlweni omhlaba kodwa emehlweni kaNkulunkulu Oba, uyakutshengisa ngalokho abenzela khona. Uyazithulula kubo, ewuthulula phakathi. Nanzelelani manje, lokho okwathatha indawo. UNkulunkulu ezithulula kibo, manje ibandla, selifike endaweni, kusukela kuLuther, Wesley, futhi lemvuselelo, isisiya ePentecost, futhi kathesi, esikhathini lesi esiza kuso kathesi, umoya ongcwele ofanayo. Kunengi bawo nje manje lapho ona amaLutherini ngemuva le esindizwa wathola ingxenye kamoya ongcwele lapho amaMethodist engcweliswa lo kwakungumsebenzi kamoya ongcwele bona kwakuyingxenye kamoya ongcwele bona bengelathi abapheleliswanga utsho umbhalo bona manje uNkulunkulu njengokukhanya sekuqalile ukukhazimula ensukwini zokuqina ukhangelele kithi into enkulu kithi ngoba lapho okulokunengi okuphiwe khona kulokunengi okufunakalayo ngakho uzafuna okunengi sibili kithi kulalokho akwenza kumaLutherini kumbe amaMethodist ngoba sihamba ekukhanyeni okukhulu lamandla amakhulu lobukhulu ubufakazi obukhulu ukwedlula ababelabo manje silobufakazi obukhulu bokuvuka silezinto ezigodo kakhulu ngokuqiniseka ukwedlula ababelazo kodwa kufana lengakukhulumayo ecollege yamaLutherini kungasikude bathi kuyini esilakho ngathi umuntu wahlanyela insimu yengqoloyi amahlumela okuqala amancinyane aphuma uthi wathi onga inkosi ngesilimo sengqoloyi wayeza kubalazo kodwa wayelapho esimweni sokuqala usiya ngokuya waba luhlanga futhi isichakala saphuma kukho okwakungamaMethodist nxa ungakhangela imvelo uzabona uNkulunkulu esebenza kule mfihlo ehlezi lapho ehamba lenkonzo yami bona lokho ukhangela imvelo khangela ukuthi kwenza njani isikhathi bani futhi liba ngalipi ungabona lapho ophila khona khangela isikhathi manje khonake amaMethodist babezichakala bakhangela emuva uMaLutherini bathi ilokungcweliswa lina alilalutho kukho ngokuya lokuya kusuka kuleyo mpova kusukela kumaMethodist wabuya uhlambulwe indlebe yengqoloyi leyo kwakuyipentekosti. Nanko-ke ukulungisiswa isigaba esisodwa sakho, ukungcweliswa esinye isigaba sakho, umoya ongcwele esinye isigaba sakho, ipentekosti, uLuther, Wesley, pentekosti. Manje kuyini lokho okwenza ipentekosti ikufanisa? Ngoba ipentekosti kwakuyisela hathi uhlamvu oluluhlaza, hathi isichakala, kodwa ingqoloyi ayingeke ithi esichakaleni, angilamsebenzi lawe. Kumbe isichakala asingeke sithi ehlamvini, angilamsebenzi lawe, ngoba impilo efanayo eyayisehlamvini yenza isichakala. Impilo efanayo eyayisesichakaleni yenza indlebe. Futhi kwakulibandla leLutheran elenza ibandla likaWesley, kwakulibandla likaWesley elenza iPentecosti. Kodwa iPentecosti kuyini? Ikubuyiselwa kwehlamvu olufanayo olwangena emhlabeni bathini ekuqaleni, kuletha konke ukugcwala kwamandla ePentecosti ngobhabhathizo lukamoya ongcwele. Bona ensukwini zokugcina, oh, yinto enkulu ukukhangela ukukholwa nokukhangela. Manje esikhathini lezi esiphila kuso, lezi zikhathi singaphambi kwePentecosti, iPentecosti isizihlalise ezinhlanganisweni futhi yaqala ukwenza inkohliso ngezinhlanganiso. Siyilokhu futhi siyilokho. Leyo yimvelo nje, awungeke nje wenze lutho ngakho. Yimvelo, baza kwenza lokho, icebo ukuthi bakwenze lokho. Kodwa ibandla selihambe phambili, selihambe kokukhulu okulamandla amaningi, ikubuyiselwa kwezipho. Futhi labantu bePentecosti abaningi abakholwa ekusilisweni nguNkulunkulu, inkonzo yezingilosi, lamandla kaNkulunkulu. AmaPentecosti abaningi babiza imibono leyi engiyibonayo udeveli. Inhlanganiso eziningi azilani nokwenza ngakho ePentecosti. Bona sesihambe siyedlula lokho. Njengamamethodisti abiza amaPentecostali bayahlanya ngokukhuluma ngendimi, njengokuba amaLutheran abiza amamethodisti abahlanyayo ngokuklabalala. Bona, kodwa konke ikubuya kukamoya ongcwele, kuze kuthi ibandla elikhulu liyagcwaliswa futhi lagcwaliswa phamu, haleluya, ngamandla amakhulu kaNkulunkulu uSomandla, kuze kuthi sekufike endaweni lapho imisebenzi uqobo enziwa nguJesu izibonakalisa ngokwayo ebandleni khathesi sesiseduze. Bangane, ake ngime lapha okomzuzu nje ukuletha lokho uNkulunkulu akufakela khona umoya ongcwele ebandleni. Ngilinike omunye umfanekiso ukuze libe kwazi. Emuva kuTestamente elidala, lapho umntwana umuntu wazenzela umuzi, wathola umlobokazi wakhe, into yokuqala. Khona-ke waba indoda enkulu njengenhlanganiso, lokho kwakukuhle. Into elandelayo eyenzakalayo, kweza ukuzalwa kulowo muzi. Yikho lapho umoya ongcwele, bona, omunye umoya wangena okwakuyindodana. Leyo ndodana wayengaphathanga konke, futhi wayengasondlalifa aze afikise iminyaka ethile, futhi kwakumele ahlolwe kuqala. Yebo, futhi-ke babe lomthetho wokubeka ubuntwana kini bathumayeni, ukubekwa kwendodana. Yikho engikhuluma ngakho khathesi. Bona, khona-ke lapho efika endaweni lapho ayebekwa ubuntwana khona, uJesu wapha umzekeliso omuhle ngakho entabeni yokuguqulwa. Njengoba ngitshilo, uNkulunkulu kasoze aphume phandle kwemithetho yakhe ukwenza ulutho. Nxa ulomthombo ontshazayo oqaqeni lolu ukhaphaza amanzi indawo yonke emoyeni, futhi lasoqaqeni lolu lapha kulesilimo esitshayo, ungama oqaqeni lolu futhi umemeze, oh manzi fika ngapha futhi ugcwalise isilimo sami, oh manzi fika esilimweni sami. Akusoze kukwenze lokho. Kodwa nxa ungasebenza ngokwemithetho yamandla okugeleza, ungathelezela leso silimo. Kulo muntu ogulayo olele lapha, kumbe isoni esilele lapha, kumbe umuntu ofuna ukulunga ongakwanisiyo ukuthiya kunatha, ongakwanisiyo ukuthiya kubhema, ongakwanisiyo ukuthiya inkanuko lezinto, nxa ungasebenza ngokwemithetho kaNkulunkulu, yeka umoya ongcwele angene phakathi lapho. Bona-ke akasenguye owakhe, yena uzachiya leyo nto ngoba umoya ongcwele uyamthatha kodwa kumele usebenze ngokwemithetho kaNkulunkulu imilayo kaNkulunkulu manje kuTestamente elidala lapho lomntwana esezelwe bamkhangela ubona ukuthi wayeziphethe njani ukuziphatha konake ubaba eyindoda enkulu yamabhizimusi ngalesi sikhathi mhlawumbe kumashumi amane akhe kumbe amashumi amahlanu wayengelasikhathi sokufundisa lumntwana ngokwakhe ngakho wathola kulezo nsuku babengela zikolo zomphakathi njengalezo abalazo khathesi ngakho babe lalokho abakubiza ngokuthi utitshala kumbe umkhulisi umbalisi wesikolo uthi umbalisi wesikolo lowo waye ngomkhulu hhayi ngamthola ukuze abe ngoqotho futhi atshele ubaba iqiniso ngakho futhi-ke lapho lumfana esefike eminyakeni ethile sithi wayesekhulile ngalumfana wayeligwelegwele engalunganga enganaki ibhizimusi likayise konke ayekucabanga kwakuyikudlala lokugijima labafazi kumbe ukunatha kumbe ukubheja kumbe umjaho wamabhiza lowo mfana wayezabe elokhu eyindodana kodwa wayengafakwa esikhundleni sokuba yindlalifa kukho konke uyise ayelakho kodwa nxa wayengumfana olungileyo futhi engophatheke ngomsebenzi kayise futhi watshengisa ukuba ngumntwana olungileyo konake babe siba lo mkhosi bathatha umfana phandle esitaladeni futhi bamgqokise ingubo emhlophe futhi bambeke phezu kwengalane ukuze idolobho lonke likubone benza idili lejubhili futhi ubaba-ke abe lo mkhosi wokubeka ubuntwana wabeka indodana yakhe ubuntwana ebhizimusini lakhe futhi-ke indodana yayisilingana loyise ngamanye amazwi nxa kade kulamuhla ibizo lendodana etshekini lalifana lelikayise manje khangela lokho uNkulunkulu akwenzayo lapho indodana yakhe izalwa wamyeka wahamba okweminyaka engamashumi amathathu emhlola emvivinya konake wamnika iminyaka emithathu yokulingwa okulukhuni futhi-ke ekupheleni kokulingwa okulukhuni lapho esebonile ukuthi indodana yakhe yayingomsebenzi kayise intaba yokuguqulwa ibhuku likaLuka wathatha uPetro uJakobe loJohane ofakazi abathathu futhi waya phezulu esiqongweni sentaba futhi lapho uNkulunkulu wayenza imithetho yokubeka ubuntwana bakhangela phezulu futhi babona uJesu futhi impahla zakhe zazicazimula zimhlophe njengombani futhi njengeyezi limembesa futhi ilizwi laphuma eyezini futhi lathi leyi yindodana yami ethandekayo umzweni yena ngizahlala phansi manje futhi ngingabi lokokukhuluma lokho akutshoyo umthetho leqiniso manje ibandla seledlule ezikolweni lezo watshada ngemuva ngale isikhathi eside esedluleyo futhi waba inhlanganiso yesonto inhlanganiso kodwa liyananzelela ukuzalwa kwaletha enye into futhi khathesi sekufike endaweni lapho ibandla lepentekosti lokuzalwa okutsha lihloliwe lavivinywa futhi khathesi sekusiza endaweni uNkulunkulu akasebenzi le bandla njengenhlanganiso nje akasebenzi le bandla njengeqembu labantu usebenza le bandla njengomuntu ngamunye umuntu munye ebandleni futhi manje sekufike esikhathini futhi akusimfihlo sonke siyakubona lapho umuntu etshengisa futhi uNkulunkulu emthanda uyamkhupha kwenye indawo ukuba abe laye lapho phambi kwendilosi uyamenzela olunye ulutho uyamphakamisa lapho ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi amuphe izipho futhi amgcwalise njalo ambeke phandle yiso isikhathi esiphila kuso umoya ongcwele ofanayo owasindisa amaLuthareni owangcwelisa amaMethodisti owabhaphathiza amaPentekosti Kathesi usehlela ukubuya kwenkosi uJesu. Lapho kuzakuba lamandla kangako. Lo mzimba uzabuya eqenjini leli ibandla. Kuzadonsa abanye babo bonke ethuneni. Kuzakuba lokuvuswa. Yikho lokho umoya ongcwele ongowakho. Uyini umoya ongcwele? Singekho thina. Angeke bapheleliswe. Baphila ngolunye usuku. Ngaphansi kwalokho, siphila kolunye usuku. Nxa isitha sibuya njengesikhukhula, iza umoya kaNkulunkulu uzaphakamisa isilinganiso esimelana laso. Bona, sisesukwini khathesi emuva le, babengakhaliphanga ngitsho ingxenye njengalamuhla. Babengakwanisi ukwenza ibhomu ye-atomu kumbe imota. Babengela sayensi lezinto njengalezi esilazo khathesi. Kodwa futhi lezinto ezifihlekeleyo ukuzama ukuthi umuntu wavuthelwa ndawonye ngothuli lokunjalo. Futhi bethathe ukuhlola, futhi bazame ukufakaza ukwenza abantu abangakholwayo ebantwini. Kodwa manje lapho sikufuna umoya kaNkulunkulu uyaphakamisa isilinganiso kuyini? Uyathulula umoya wakhe. Bonake labo abaphumulileyo ethuneni kumbe ngaphansi kwelathi likaNkulunkulu njengombhalo usitsho bayakhala. Kuze kube nini Nkosi? Kuze kube nini? Kuze kuthathwe isikhathi esinganani? UNkulunkulu ulindele kimi lakuwe. Ibandla lilindele kimi lakuwe. Isikhathi sokubekwa ubuntwana. Lapho uNkulunkulu engathulula kithi ukugcwala kwakhe, amandla akhe, ukuvuka kwakhe. Lapho ibandla loKristu besiba seduze sibili, uKristu aze abonakale phakathi kwethu futhi avuse abafileyo futhi siye ohlwithweni. Manje sizakuthi sitshengise ngemva kwesikhatshana ukuthi labo abagcwaliswe ngumoya ongcwele bayangena kulolo hlwitho, ngoba bonke ababefileyo abaphilanga okwesikhathi esiyiminyaka eyinkulungwane. Kunjalo abantu nje ababegcwaliswe ngumoya ongcwele yibo kuphela abangenayo ohlwithweni. Anje uNkulunkulu wapha umoya ongcwele. Ngilomunye umbhalo lapha kuJohane 14:12. Lo umbhalo owejwayelekileyo ebantwini bonke lapha eTabanekeli. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, lo okholwa kimi. Manje lingavumeli ibala lelo okholwa lingathi liyalibuyisela emuva ebandleni lokubizwa nje sithi yebo ngiyakholwa. Sibili, ngiyakholwa uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Udeveli ukholwa into efanayo. Yikho kanye iBhayibheli yathi uyakwenza. Kodwa umbhalo uthi uJohane ukuthi akula muntu ongabiza uJesu uKristu kuphela ngomoya ongcwele. Umbizile khona ngombhalo. Ake ngime lapha okomzuzu nje ingakaqedi ukubala. Awukaphenduki uze wamukele umoya ongcwele. Kunjalo ukholelwa ku umoya ongcwele. Ukhulume kuwe uthi umvumile emphakathini. Udeveli ulento efanayo, ngiyamkholwa ukuba indodana kaNkulunkulu. Kanjalo lo Develi uyakwenza. Kodwa uhamba usiya kuwe. Lapho uPetro ebiziwe futhi walungisiswa ngokukholwa enkosini uJesu Kristu. Futhi uJohane 17:17, uJesu wabangcwelisa ngelizwi, ngoba ilizwi lali liqiniso, futhi wayeyilizwi. 1 Johane uthi, ekuqaleni kwakulilizwi, futhi ilizwi lali loNkulunkulu, futhi ilizwi lali ngoNkulunkulu, futhi ilizwi lenziwa laba yinyama, futhi lahlala phakathi kwethu. Wayeyilizwi, ngakho wabangcwelisa. Wathi, Baba, ekhuluma kumoya okuwe, ngiyabangcwelisa ngelizwi ngokwakhe ukubeka izandla zakhe phezu kwabo. Ilizwi lakho liliqiniso. Wamkhuluma wabakhona ezibelethweni zowesifazane. Oh, kwakungenzeki sibili ukuthi abe ngenye indlela ngaphandle kwelizwi leli likaNkulunkulu ukumenza abonakalise. Ngiyabangcwelisa. Wabapha amandla phezu kwemimoya engcwelileyo yaphuma phandle. Wabeka amabizo abo ebhukwini lewundli lokuphila futhi wabathuma uJohane uMathewu 10 futhi wabapha amandla phezu kwemimoya engcwelileyo. Bakhupha imimoya emibi futhi benza imisebenzi lokunjalo futhi baphenduka bethokoza. Bathi labo Develi Vaya zitoba panzi wetu. Wati ni ngatogozi. Oba oteveli. Vapanzi wenu. Otu atogozani. Oba amabizo enu. Ase puwini. Uti uchutasi waelabo. Vona uguba engasondela. Etuze okunganani. Kona kusiya phezulu ekulungisisweni ahambe khona ekungcwelisweni kodwa watshengisa ngaphi ukukhanya kwakhe wazitshengisa ngaphi iPentekosti ingakafiki watshengisa imibala yakhe khangelani lowo moya uzabe ungcwele nje futhi ulalise inkophe ngakho konke kuze kufike emoyeni ongcwele othi baza kuquma khona lapho yiwo lowo moya alikuboni na ukhwela umpiku Kristu uthi uJesu wathi iza kuba iseduze duze ensukwini zokucina iza kukhohlisa abakhethiweyo uba kusenzeka kodwa wakhumbulani abakhethiweyo kuphela abaza kubona uNkulunkulu ubiza ngokhetho wena awuthokozi na ukuthi ungomunye wabo alinjalo bantu lapha lobu busuku usazi ukuthi enye into enhlizweni yakho iyadonsa ngifuna lowo moya ongcwele ngifuna wena Nkosi enhlizweni yami kungenxa yokuthi uNkulunkulu wafaka ibizo lakho ebhukwini lewundlu lokuphila umhlaba ongakasekelwa wakutsho lokho akulamuntu ongeza kini watsho uJesu ngaphandle ubaba wami emdonsile kuqala futhi bonke abaza kini izabanika impilo elaphakade kuyini impilo elaphakade umoya ongcwele impilo elaphakade thatha ibala lelo futhi ulikhangele ngesiGriki futhi lathi zoyi zoyi umoya ongcwele konke lokho ubaba angiphe khona kuza kuza kimi futhi bonke abaza kimi ngizamupha umoya ongcwele futhi ngizamvusa ngosuku lokugcina ngizakwenza watsho ungayisikho aluba labo futhi ngakho ngizakwenza konke lokho okuzayo futhi ngiyapha impilo elaphakade kuzamele avuke ngoba ule mpilo elaphakade kumele abuye angeke afe njengoNkulunkulu angeke afe oh bangani bami abathandekayo abaselizweni leli futhi lakuleli idolobho elincinyane nga kuphela ngingakwenza ngelizwi lami lomuntu ngibeke enhlizweni zenu ukuqakatheka bokwamukela ubhaphathizo lukamoya ongcwele kuza kuba isambulo esimangalisayo sibili owake wabalaso empilweni yakho ukubona lokho kumele ukwenze mangenze lokho kube sobala mayelana awuphendukanga uPetro wayesindisiwe wakholwa enkosini wamlandela uJesu wamtshela ukuthi wayengubani wamenza wamlandela wanika amandla phezu kwemimoya engcwelileyo futhi wamngcwelisa kodwa ngemva kwakho konke lokho futhi waba yisikhulumi ezikhulu seqembu njengamakatolika engafuna ukumbiza ngakho ubishopi webandla kumbe upapa kumbe loba yini okwakuyikho umuntu oyinhloko yebandla ukanti uJesu wathi ngobusuku bokuthengiswa kwakhe uyangithanda na Petro uthi wathi Nkosi uyakwazi ngiyakuthanda wathi dika izimvu zami ukudla wakutsho lokho kathathu futhi uPetro wathi uyakwazi ngiyakuthanda ize ngihambe lawe ekucineni futhi ngizahamba lawe ekufeni lokunjalo wathi equdeni ngakakhali kathathu uzaequdeni ngakakhali uzabe usunyilandulile kathathu wathi kodwa Petro ikukhulekele lalelani
I have prayed for you and after you are
Ngayisikho konke okwakho ngikukhulekele futhi ngemuva usuphendukile konani qinisa abazalwane bakho Eva usuphendukile wayememezile mhlawumbe wayedanse emoyeni yena wayenze inhlobo zonke zezinto kodwa wayengakayemukeli umoya ongcwele Emva usuphendukile konake qinisa abazalwane bakho lokho kuliqiniso kuba uhlelo lwakhe manje ake ngiqedise ukubala uJohane 14:12 manje kusahluko 14 futhi le ndima 12 uJesu wathi ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini lo okholwayo futhi awungeke ukholwe okholwa kimi ungakholwa kuye bangaki abakuzwisisayo lokho othini amen. Ngiyakhumbula kuyimisebenzi 19 ngiyazonda ukumisa lokhu lapha kodwa kumele ngikukhulume njengokuba kusiza kimi kuyimisebenzi isahluko 19 lapho lumtshumayeli wombhaptisti owayeligqwetha futhi waphenduka futhi wayetshumayela njalo esenza abantu basindiswe futhi babe lentokozo enkulu bethokoza nje beneneza besiba lomhlangano. Imisebenzi 18 u-Aquila loPrisila sikhulume ngakho ubusuku obudlulileyo futhi babehambe ukuyambona futhi babekwazi ukuthi wayeyindoda enkulu njalo wayengumfundi futhi wayetshengisa ngebhayibhili ukuthi uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu. Esazi kuphela ubhaphathizo lukaJohane wayengakabikwazi ubhaphathizo lukamoya ongcwele. Ngakho wathi u-Aquila loPrisila leyo ndoda lomfazi abenzi bamatente abancane labo uPawuli wayengumenzi wamatente laye futhi babeyamukele umoya ongcwele phansi kwemfundiso kaPawuli bathi silomfowethu omncinyane ozayo lapha makakhulume kithi kancinyane mayelana ngakho. Futhi lapho uPawuli esebuyile futhi wamuzwa etshumayela wabakwazi ukuthi wayeyindoda enkulu wathi namamukela na umoya ongcwele selokhu lakholwayo. Bathi asikwazi ukuthi kumbe kukhona umoya ongcwele wathi khona-ke kuphi kumbe ibala lesiGriki eliyilo lapho labhaphathizwa njani. Bathi sesabhaphathizwa uJohane umbhaphathizi anje khangelani lokho uPawuli akukhulumayo. UPawuli wathi lokho uJohane ngeqiniso wayebhaphathizela kukho ukuphenduka hathi ukuthethelelwa kwezono kodwa ekuphendukeni esithi yikho lokho elakukholwayo. Nxa usamukela uKristu njengomsindisi wakho ukholelwa ekubhaphathizeni kwamoya ongcwele lokho akusilo ubhaphathizo lukamoya ongcwele. Bazalwane bami abathandekayo bebhaptisti ayisikho. Umfowethu wathi kimi ngolunye usuku wathi mfowethu Branham kumbe esinye isikhathi esiyedlulayo inyanga ezedlulayo wathi mfowethu Branham u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi ikulunga. Ngathi qiniso. Ngathi kuyini okunye umuntu angakwenza ukwedlula ukukholwa? Ngathi yikho kuphela umuntu angakwenza, yikho kuphela angakwenza lamuhla ikukholwa uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wamika uPawu yokusoka lokho sidlule kukho ubusuku obedluleyo njengesibonakaliso sokuthi wemukela ukholo lwakhe kuwe uthi lamuhla koze kuthi uNkulunkulu uyakholwa kuye lapho umamukela njengomsindisi wakho. Kodwa lapho uNkulunkulu ekupha uPawu lukamoya ongcwele ukubeka uPawu kuze kube sesiphethweni sakho salaphakade lapho oya khona. Manje nginamabhaptisti thathani lokhu kuthi ngizahamba lani ekulondolozweni okulaphakade. Yebo mnumzana ngoba lingamjabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu lo elibekwe uPawu hayi uze kube lusuku lokuhlengo kwakho. Awubekwa uPawu ngokukholelwa kodwa ubekwa uPawu umoya ongcwele. Abase-Efesu 4:30 lingamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu elibekwe uPawu ngaye uze kube lusuku lokuhlengwa kwakho. Lokho kuyakubeka uPawu lapho usuthole isisa loNkulunkulu futhi wakubeka uPawu ngomoya ongcwele. Kuyilokho ngoba iBhayibhili lathi akula muntu ongabiza uJesu ukuthi nguKristu kuphela ngomoya ongcwele. Uthi ngiyakukholwa ngoba umfundisi watsho njalo uqondile kodwa lokho akubali wena. Ngiyakukholwa ngoba ilizwi litsho njalo kuqondile lokho kodwa lokho akusikho kwakho lokho akubali wena. Indlela kuphela ongatsho ngayo ukuthi uJesu uKristu kulapho umoya ongcwele ungena phakathi kwakho futhi uveze ubufakazi futhi uzifakazele uyindodana kaNkulunkulu. Yiyo indlela kuphela owazi ngayo ukuvuka kulapho umoya ongcwele eveza ubufakazi. Lapho yena umoya ongcwele esebuyile uzafakaza ngami alitshengise izinto ezizabuya alethelezi izinto engazitshoyo emikhumbulweni yenu. Awusoze ukuthole esikolweni bona uzaletha lezi izinto emikhumbulweni yenu. Manje sifuna ukubala phambidlana kancinyane embhalweni lo ukhathesi uJohane ongcwele
14:12.
Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, lo okholwa kimi, imisebenzi engiyenzayo laye uzakuyenza njalo, futhi lemikhulu. Wekothi ukutolika okuyikho lapho yikuthi eminengi, nxa ufuna ukukukhangelisisa. Imisebenzi emikhulu kulaleyi uzakuyenza, ngoba ngiya kubaba. Nxa wahamba kubaba, umoya ongcwele wawuza kubuya. Kunjalo na omunye umbhalo wathi, nxa ngingahambi, umduduzi akasoze abuye. Kodwa nxa ngihamba, ngizaphenduka njalo, futhi ngibe lani laphakathi kwenu. Bona, nguNkulunkulu elawe phezu kwakho kuqala, elawe kuKristu ekuwe emoyeni ongcwele, nguNkulunkulu ekuwe. Manje imisebenzi engiyenzayo lani lizakuyenza njalo, hathi omunye umsebenzi, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuletha umoya ongcwele kuwe ukuthi aqhubeke ngomsebenzi ofanayo lo ayewenza kuKristu. Umsebenzi wawungadingakali kangako ngensuku zikaLuther. Lelo kwakulibandla likaNkulunkulu, kwakungayisikho. Kwakudingeka kancinyane ensukwini zikaWesley, ngoba umhlaba iBhayibheli lathi baza kuba buthakathaka futhi bahlakaniphe, njalo babe babi isikhathi sonke. Thina siya umhlaba uba mubi kakhulu sonke. Siyakwazi lokho. Ngani umuntu wenza izinto lamuhla, lezo iminyaka elikhulu eyadlulayo, wawungeke ucabange ukuthi kungaba lo muntu ololunya kangako, emubi kakhulu isikhathi sonke, futhi ababi baza kwenza ububi obunengi sonke isikhathi, watsho umbhalo, okunengi lokunengi. Ngakho umoya ongcwele ubehamba kwakulo mphefumulo omncinyane wakho kuLuther, ukuphephetha okuncinyane kwakho lo Wesley, futhi lokuphephetha okujulileyo kwakho lamaPentekosti. Manje umphefumulo lomoya sokube yinto yinye, uyabambana ndawonye, eletha ukuphephetha okulamandla kukamoya ongcwele, njengalokho akwenzayo emuva le, ubonakalisa imisebenzi efanayo ayenzayo emuva le, iyabonakaliswa khona lamuhla into efanayo. Khangela lokho uJesu akukhulumayo, ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, indodana ayingeke yenza lutho ngaphandle ibone ubaba ekwenza kuqala. Lokho ubaba akwenzayo uyatshengisa indodana. Ubaba uhlala phakathi kwami, uyenza imisebenzi. Bona manje nanzelela, nansi enye into lapha engizathanda ukuyitsho khona lapha. Njengo uJesu wathi, njengobaba engithumile, njengo manje khangelani, njengobaba engithumile lami ngiyalithuma. Njengobaba, ubaba wamthuma kanjani? Ubaba owamthumayo wehla phansi evela ezulwini, futhi wahlala kuye, wahamba phambili, wathi, ngihlezi ngisenza lokho okuthokozisa ubaba wami. Bona, wahamba esenza izinto lezo ubaba ayemtshengisa ukuthi azenze. Angenzi lutho ngaphandle ubaba wami angitshengise kuqala. UNkulunkulu amthumayo wayengaphakathi kwakhe, futhi njengobaba engithumile indlela efanayo, ubaba angithuma ngayo nami ngiyalithuma. Kuyini uNkulunkulu ekuwe eqhubeka yini imisebenzi efanayo ngokufanayo? UJesu wathi, lo okholwayo, lo olami phakathi kwakhe umoya ongcwele, lo okholwayo osevele wafakaza ukuvuka kwami, esazi ukuthi ngikuye, lo okimi, nxa ungahlala kimi, amazwi ami ahlale kuwe. Manje uthi, ihlala kuJesu, kodwa angikholwa sibili ekusilisweni nguNkulunkulu. Lokho kuyatshengisa ukuthi akakho lapho. Ngikholwa kuJesu, angikholwa emoyeni ongcwele kulolu suku, hatshi njengalokho ababelakho ngemuva le. Lokho kuyatshengisa ukuthi akakho lapho. Umoya ongcwele uzafakaza lonke ilizwi alikhulumayo. Akasuye umqambi manga, akesabi muntu kumbe inhlanganiso, akadingi ukuyekethisela umuntu. Uyakhuluma futhi ke uyahlala lakho. nxa eziphakemeyo nezingcolileyo nezifundileyo kumbe njengalokho esikubiza ngakho izinothi ezingababusi nxa bengafuni ukukwamukela uNkulunkulu uyenelisa kulawa matshe ukuphakamisela u-Abrahama abantwana uzathatha izigebenga lezidakwa futhi lakho konke njalo akuvuse uNkulunkulu engakwenza futhi uyakwenza uNkulunkulu uyenelisa kulawa matshe ukuphakamisela u-Abrahama abantwana omunye uzakwenza ngoba unguNkulunkulu nxa lihlala kimi futhi la mazwi ami kini celani elikufunayo ngoba licela ilizwi lakhe futhi ilizwi lakhe liyimpilo likukhulume nxa uNkulunkulu wakutsho futhi uleqiniso ukuthi wakutsho umoya ongcwele uyafakaza ukuthi ilizwi lelo liqondile khona-ke nanko-ke mfowethu ukhulume nanko lapho ngono kulintaba mawususwe kungathandabuzi enhlizweni yakho kodwa kholwa ukuthi lokho okukhulumileyo kuzakwenzakala kayisuwe okhulumayo kodwa ubaba ohlala kuwe nguye okhulumayo ayisuwe okhuluma kuleyo ntaba ubaba okuwe ekhuluma kuleyo ntaba kumele isuke wonke amazulu lomhlaba kuzakudlula wathi kodwa umoya wami awusoze kumbe ilizwi lami aliyikwedlula sibili alingeke ledlule baba manje imisebenzi engiyenzayo uNkulunkulu isebandleni lakhe ukuqhubeka ngemisebenzi yakhe yikho wathumela umoya ongcwele manje wayekwazi lokho yena wayekwazi ukuthi akusoze kube njalo kwakungasoze kwenziwe ngaleyo ndlela ngakho ngeyinye indlela ngakho kwakumele athumele ubaba wathumela indodana wafaka konke okwakuphakathi kwefo indodana kuwe futhi le misebenzi efanayo ayenzayo imisebenzi efanayo manje leyo uJesu ayenzayo lani lizayenza bandla awungeke uthande ukwenza imisebenzi kaNkulunkulu uJesu wathi nxa ufuna ukwenza imisebenzi kaNkulunkulu kholwani kini ukholwa njani kuye awungeke ukwenze lokho uze ube lomoya ongcwele ngoba akula muntu ongathi uyindodana kaNkulunkulu utsho lokho okukhulunywe ngomunye umuntu ibhayibhili lathi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ngiyalikholwa ibhayibhili kulungile ibhayibhili lithi uyindodana kaNkulunkulu ngiyalikholwa ibhayibhili umalusi uthi uyindodana kaNkulunkulu ngiyamkholwa umalusi umama uthi uyindodana kaNkulunkulu ngiyamkholwa umama umngane wami uthi uyindodana kaNkulunkulu ngiyamkholwa umngane wami kodwa indlela kuphela engingatsho ngayo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu kulapho umoya ongcwele ungena phakathi uthi azifake ngokwakhe khona-ke ngiyakwazi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu akula muntu ongabiza uJesu uKristu kuphela ngomoya ongcwele lapho akula muntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu owabiza uJesu ngokuthi uqalekisiwe kumbe uthi waye ngolunye ulutho ngalolo suku futhi lenye into lamuhla lokho kumenza abe buthakathaka futhi abe lamaphutha hathi mnumzana ungofanayo izolo lamuhla lanini nini umoya wonke weqiniso uzafakazela lokho kulungile manje wathi le imisebenzi engiyenzayo lani lizayenza njalo uJohane 14:12 manje imisebenzi efanayo o bathi ibandla lenza umsebenzi omkhulu lamuhla ngayiphi indlela wathi imisebenzi engiyenzayo lokho bathi awu silamamishinari umhlaba wonke lo ngumsebenzi omkhulu kodwa wathi imisebenzi engiyenzayo manje iyenze iyenzeni kuqala khona-ke bese likhuluma ngamamishinari lamuhla ngikhuluma lapha isikhathi esedluleyo mayelana ngomohamedi wathi mohamedi sowafa kunjalo usethuneni kodwa ngolunye usuku uzavuka wathi nxa evuka ethuneni umhlaba wonke uzakuba kwazi phakathi kwamahola angamachumi amabili lani wathi linabantu lithi uJesu wavuswa iminyaka eyinkulungwane ezimbili futhi akula lo yedwa phakathi kwabathathu abantu asebekwazi lokho kungenxa yokuthi ukhulume ngombono wengqondo yakho ukhulume ngesimo sesikolo kumbe imfundo nxa lonke leli ibandla elikhulu likaNkulunkulu sibala amakatolika protestanti bonke ndawonye babe yamukele umoya ongcwele lumhlaba ungabe umi uqinile esikristwini abe kungelanto enjenge sikhomanisi. Bekungasoze kube lento enjenge ombango, kumbe ubutha, kumbe ulunya, kumbe inzondano, uJesu angabe ehlezi esihlalweni sakhe, ukuthi singabe sihamba phakathi kwamaparadiso kaNkulunkulu, lempilo elaphakade, siphila nini lanini. Sesivusiwe emzimbeni omutsha, sihamba hamba singasaluphali, singasabi mpunga, singasaguli, singasalambi, ihamba entokozweni zenkosi, ikhuluma lenyamazana ukuthi oh isukubani. Kodwa senze konke ngaphandle kwalokho yena wathi hambani emhlabeni wonke ukuthi lithumayele ivangeli. Lenzani ivangeli? Kube yisilo ilizwi kuphela, kodwa ngamandla lokutshengisela kukamoya ongcwele usenza ilizwi likaNkulunkulu libonakale. Ivangeli awungeke ukwenze. Manje uJesu wayekwazi lokho ukuthi kwakumele aphile ebandleni lakhe. Ngakho-ke wayekwazi ukuthi sizakuba lezikolo zokuhlakanipha, futhi awusoze ukuthole lokhu esikolweni sokuhlakanipha. Bazabe bephikisana lakho ngoba konke abakwaziyo yimfundo yomuntu okhaliphileyo, eyinye ivumankolo kumbe inhlanganiso yesonto abafuna ukuphila ngayo. Ngakho bazakubeka kulokho futhi bakwenze ube lilunga lalowo mzimba, futhi mfowethu bakucaphunele ezinye izinto ezivela kusivumankolo eyayingakhangeleka sengathi iphelele nje. Ibandla elikhulu elingcwele, umama lamela ukutshaywa okuningi, lamela ukudutshuzwa okuningi, kanjalo lodeveli ukhahlelwe phandle kwendawo yonke ekhona, phose futhi ulokhu ehamba ngokufanayo nje. Yebo mnumzana, oh bazazama ukucaphuna lezi. Ngakho uJesu wayekwazi ukuthi kuza kuba khona ingubo yenhlakanipho njengalokho okwakukhona ngezinsuku zakhe ekugeziseni imbiza lamapane, futhi lokugqoka impahla, futhi lamakhola aphendulelweyo, futhi lento yonke njengoba babesenza. Zonke lezi izinto ezijeneyo ababengazenza, wayekwazi ukuthi bazakwenza lokho. Ngakho wathi, manje manini umzuzu nje, angisoze ngilithiye lingaduduzekanga, ngiyaphenduka njalo ukuzoba lani. Ngakho-ke wathi, imisebenzi engiyenzayo iza kuyenza lani. Isizathu sokuthumela umoya ongcwele kwakuyikuthi uNkulunkulu aqhubeke ngeqembu labantu ukuqhubeka ebonakalisa uNkulunkulu emhlabeni. Yikho kanye kungesikho ngesivumankolo, kungesikho ngenhlanganiso yesonto, kodwa ngamandla okuvuka kwakhe ukwenza ilizwi lakhe libe qotho, ukuthatha isithembiso sakhe futhi lokuma ohlangothini lwaba yingcosana njalo lokukholwa uNkulunkulu. Futhi khangela izibhakabhaka ezimnyama zibuyela emuva, futhi la mandla kaNkulunkulu engena phakathi futhi ethatha indawo. Amen. Yikho lokho akufunayo, yikho lokho umoya ongcwele owathunyelwa khona. Yiyo injongo leyo awuthumela yona. Yakwazi ukuthi uyini khathesi, futhi yiso isizathu wawuthumela. Ngakho-ke akula elinye igazi elalingangcwelisa abantu. Ngangingeke ngikungcwelise, futhi wawungeke ungingcwelise, ngoba sonke sizelwe ngokuhlangana kwendoda lomfazi. Kodwa uJesu wazalwa kungela kuhlangana kwendoda lomfazi, kunjalo. Ngakho igazi lakhe lalingcwelisa, futhi uNkulunkulu wehla phansi wenza umzimba, waphila phakathi kwawo, wachitha lelo gazi ngokungcweliswa kwalokhu lelo ngoqobo lakhupha icala lesono lehlazo. Khona-ke ngokholo sikholwa kulokho uNkulunkulu uyehla phansi kulowo mzimba womuntu ngokungcwelisa kwalelo gazi, ambeke inzalo ka-Abrahama ngokholo, ukukholwa ukuthi lelo gazi lizabuya, lelo gazi elimsulwa lizakuba isimanga njengegazi lakhe. Waya khona lapho emva wayefana lokuthi ufile, wakholwa uNkulunkulu okweminyaka engamatshumi amabili lanhlanu, yena iminyaka engamatshumi ayisikhombisa lanhlanu ubudala, futhi wakholwa waze waba lekhulu. Futhi uSara amatshumi ayisithupha lanhlanu, futhi wakholwa waze waba lamatshumi ayisificamunwemunye, futhi wayefana lokuthi ufile. Futhi uNkulunkulu wathi ukuze abantu ngeqiniso bengakweqi, mthathe phezulu lapha entabeni futhi umnikele njengomhlatshelo. Wathi encekwini, manini lapha embongolo, futhi lilindele indodana lami sizakuya phetsheya futhi sikhonze, futhi indodana lami sizaphenduka. Oh, Uza kwenza njani na? Uabrahama wathi, ngamamukela njengovela kwabafileyo, futhi ngiyakwazi ukuthi lowo owanginikayo enjengovela kwabafileyo uyenelisa ukumvusa kwabafileyo. Nga kuphela ngingagcina ilizwi lakhe. Thina ngiyagcina ilizwi lakhe, uyenelisa ukumvusa kwabafileyo. Ukukhuluma ngokupheleleyo ngoKristu, nango yena lapho, futhi ngaleso sicucucu sesakhiwo segazi, wabuya umoya ongcwele owawuzibophe emzimbeni obizo uJesu. Lelo gazi langcwelisa indlela ngokholo ukubiza abahlengiweyo kumbe abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Futhi lapho usuyemukele lokho, futhi umoya ongcwele esekhuphe ulunya lonke kuwe, uyangena phakathi uNkulunkulu ngokwakhe usebenza intando yakhe. Kanti lapha lo basi ololunya ongumankalankala, uthi lowo omunye omdala usibanibani apha wenza okuthize thize, futhi lumfo omdala okhuluma ngakho emelana lakho, umuntu ogcwaliswe ngumoya ongcwele uyama khona ebusweni bakho. Amen. Futhi baqaphela babengelalwazi, futhi babengafundanga, kodwa baqaphela ukuthi babe noJesu. Yikho lokho umoya ongcwele owakubuyelayo. Umgoli wenhlanzi omncinyane wayengakwanisi ukusayina ibizo lakhe, kodwa wema lapho futhi wathi, ubani ezizamkholwa, umuntu kumbe uNkulunkulu? Amen. Makwaziwe kini, sizakube silokhu sitshumayela ebizweni likaJesu. Mina bo isibindi bani wayesazi wayelekhaya ngaphetsheya, kunjalo waye isihambi lo emzini lapha wayedinga idolobho elizayo. Kuyini lokho lo mpristi okumzenzisi akutshoyo kuye? Wayengaphansi kokubuswa nguNkulunkulu wasezulwini, owavusa indodana yakhe uKristu Jesu, futhi wamgcwalisa ngomoya kaNkulunkulu owenza amazulu lomhlaba. Nanko-ke wayengamesabi, hatshi mnumzana, ukufa. Hani lapho bethatha uStefani omdala phandle lapho, futhi bathi, landula okukhulumileyo. Wathi, linabontamo zilikhuni, futhi labangasokwanga enhlizweni lasendlebeni lihlezi lihlala umoya ongcwele njengalokho obaba benu abakwenzayo, lani liyakwenza? Wathi, sizakutshaya uze ufe. Wathi, ubungeke ukwenze lokho nxa sizakutshengisa loba singakwenza kumbe hatshi. Futhi badobha amadwala amakhulu, futhi baqala ukumkhanda ekhanda. Wakhangela phezulu futhi wathi, ngibona amazulu evulekile, ngibona ilele lisehla phansi, ngibona uJesu emile esandleni sokunene sobukhulu bakhe. Futhi iBhayibheli alitsho ngokuthi wafa walala. Oh, minabo ngiyabona nje indilozi isehla phansi imphakamisa, futhi imlolozela njengomntwana umama waze walala. Oh, minabo sibili, iyo injongo kamoya ongcwele. Yikho lokho uNkulunkulu athumela khona umoya ongcwele. Umoya ongcwele weza ukuzokupha amandla. Ngileminye imibhalo eminengi lapha, umzuzu nje. Umoya ongcwele weza ukupha amandla. Ani ungakuthola lokhu ngikhatshana sibili lobu busuku. Wakupha amandla, amandla ekukhulekeni. Uyathatha umuntu ophile impilo enhle, kodwa abahlezi benqotshiwe. Oh, ngiyakutshela, umuntu omuhle. Oh, sibili, ngiyayithanda iNkosi mfowethu Branham, uhlezi enqotshiwe, abala mthandazo ophendulwayo. Gcwalisa lowo mfazi omncinyane ngomoya ongcwele kanye. Khangela lokho okuthatha indawo lapho esiya phambi kukaNkulunkulu akanqotshwanga. Uza ngesibindi ezihlalweni sikaNkulunkulu ekholwa. Ulelungelo ngoba uyindodakazi kaNkulunkulu ngokuzalwa. Thatha leyo ndoda encane eligwala, ubasi uyamkhahlela yonke indawo, uthi ana okomzuzu lapha khathesi kule nto etshintshileyo. Bona kulo moya ongcwele ukupha amandla, impilo yakho igcwele amandla, ukupha amandla ekukhulumeni. Hani minabo labo bantu ababesesaba bemile phandle lapho, Petro, uJakobe, uJohane, uLuka, labo bonke babo base befikile endlini yaphezulu besithi, oh, asisakwanisi ukukhuluma okunye njalo futhi. Bona bakhanyela lapho, nango udokotela sibani bani lozibani phandle ngale, nango uRabi sibani bani kunjalo, yazi wayelamadigrii amane awekoleji, sizakumelana laye njani? Petro wathi, oh, ngiyakhumbula ngithengisela lowo muntu inhlanzi ngolunye usuku, yena wakhuluma futhi angizange ngibe kwazi lokho ayekhuluma ngakho Oh, angingeke imelane laye. Kodwa kuyini lokho? Kuyini esingakwenza abazalwane? Wathi lindani. Awu, sesibe lapha insuku ezine. Qhubekani nje lilindile. Kuze kube nini? Kuze kube. Awu, ngabe wathi kuzokuba ngosuku lwesihlanu? Akazange atsho ukuthi isikhathi esinganani wathi kuze kube. Awu, baqhubeka belindile. Kuze kube nini? Kuze kube. Insuku eziyisificaminwembili zedlula. Kuze kube. Insuku eziyisificamunwemunye zedlula. Kuze kube. Futhi ekugcineni lapho usuku lwePentecost selufikile. Ngokugcweleyo. Bonke babendawonye. Benhliziyonye uNkulunkulu wayephezu kwabo ezini elingumlilo uNkulunkulu wayehambe labo emhlabeni anje enye into yayiza kuthatha indawo enye into ilungiselela ukwenzakala bonke babendawonye benhliziyonye futhi kungananzelelwe kweza umsindo ovela ezulwini sengathi umoya ovumuzayo olamandla futhi wagcwalisa ikamelo lonke lapho ababehlezi khona. Inlimi ezehlukanisiweyo zahlala phezu kwabo. Kuyini ukwehlukanisa, ukwehlukana, njengokugagasa, selake lezwa umuntu egagasa, bayathi, bona, abakwanisi ukukhuluma ulutho. Ezehlukanisiweyo, ukwehlukana, njengesonto elehlukeneyo, kutsho into ehlukeneyo, ukwehlukana, babengakhulumi. Babe ngaxokozeli, babe ngenzi lutho, kodwa babe banga umsindo nje. Inlimi ezehlukeneyo zahlala phezu kwabo, sengathi ngumlilo. Oh, babe ngakwanisi ukuzibamba. Futhi bonke bagcwaliswa ngumoya ongcwele. Konake, kuyini okwenzakalayo? Andle ezitaladeni bahamba. Kungapi lo Rabbi John? Kungapi lo mfo? Kuthi singapi? Isikhwaga leso esihlakaniphileyo. UNkulunkulu wayephezu kwethu elo Mose esihlahleni esivuthayo. Wasipha ukudla kwemana ephezulu. Wahamba lathi okweminyaka emithathu. Lezi yisithupha. Iminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha. Lapha emhlabeni. Kodwa khathesi uphakathi kwami. Akusini engikhulumayo. Nguye, ngiyamazi ukuthi ungubani, futhi ngiyazi ukuthi ningubani. Angiseyilutho, unguye. Umletheni phezulu lapha, lina madoda akwa-Israyeli, futhi lani elihlala eJudiyama ukuthi lokhu kwazeke kini, futhi lalelani ilizwi lami lonke lina bathumayeli labo Rabi. Mina bo, amandla okukhuluma. Oh, laba kabadakwanga, bemela leyo ngosana encinyane, ikhulu lamatshumi amabili, bemelana lezinkulungwane, ezilitshumi, kumbe ezedlulayo. Laba kabadakwanga, njengelikucabangayo, sibona ukuthi nje lihola lesithathu losuku, ngingumthumayeli wevangeli eligcweleyo, kodwa lokhu, yilokho okwakhulunywa ngakho. Umprofeti uJoeli ozakuthi ensukwini zokuqina utsho uNkulunkulu izathulula umoya wami phezu kwenyama yonke futhi labakho ngimbonile uMariya phandle lapho edansa emoyeni ekhuluma ngezindimi futhi eqhubeka phezu kwenyama yonke futhi phezu kwencekukazi zami ngizakuthulula umoya wami ngizatshengisa izibonakaliso emazulwini phezulu futhi lasemhlabeni phansi insika zomlilo nokuthunqa kwentuthu uNkulunkulu wayesebantwini bakhe lapho. Amen. Awumanje lithi Gribani owulalo. Ngaphi? Waphuma kusiphi isikolo? Lokho akwenzi mehluko khona khathesi. Oh, waqala ukuthulula umbhalo. UDavida wambona engakafiki. Inkosi ihlezi iphambi kwami. Angiyikunyikinywa. Phezu kwalokho inhliziyo yami yathokoza. Ngoba futhi ulimi lwami lwenziwa lwathokoza. Akayikuthiya umphefumulo wami ezihogweni. Kumbe akayikuvumela ongcwele wakhe. Ukubona ukubola, bangikhulume kini, ngokukhululekileyo, ngokhokho uDavida, wafa waphinda wangcwatshwa, futhi ithuna lakhe, likanye lathi, lolu suku, kodwa ngomprofeti, wabona ngaphambili, ukubuya kwalo olungileyo, futhi makwazeke kini, ukuthi uNkulunkulu, wenzela uJesu ofanayo, lo elambethela ngezandla ezimbi konke inkosi loKristu, amen. Madoda labazalwane kuyini esingakwenza ukuthi sizindiswe? Wathi phendukani lonke ukuthi libhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu ukho ukuthethelelwa kwezono zenu futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele ngoba isithembiso ngesenu nakubantwana benu nakubo labo ababude nalabo abanengi inkosi uNkulunkulu wethu ezakubabiza. Amen. ingqeke kuphela uNkulunkulu elabantu, uNkulunkulu ulebandla, uNkulunkulu ulomoya ongcwele ematsha kanye lawo. Yikho lokho uNkulunkulu akunikela khona umoya ongcwele. Izikhaliphi zizaphakama, zihlezi ziphakama, kodwa uNkulunkulu ulengcosana kwenye indawo. UNkulunkulu ulebandla elincinyane elizaqhubeka ngobhaphathizo lukamoya ongcwele besemukela ukukhanya, futhi baza kuba yibo labo ubufakazi babo abaza kwahlulela umhlaba. Alitsho yini iBhayibheli ukuthi uJesu wathi babusisiwe abamsulwa enhliziyweni bazabona uNkulunkulu? Futhi alikutsho yini ukuthi abalungileyo abangcwele baza kwahlulela umhlaba? Sibili, ubufakazi bakho lamuhla buzaletha ukwahlulela mayelana ngedolobho leli. Ubufakazi bethu bobhaphathizo lukamoya ongcwele lamandla kaNkulunkulu, impilo engcwele, buzaletha ukwahlulela mayelana ledolobho lapho leli. Labo abokuqala baza kuba ngabokucina, labo abokucina baza kuba ngabokuqala. Angisoze ngazi lutho ngosandi lomuti ekuvukeni kwabo, ngabasoze bazi lutho ngami kulokhu, kodwa ngiza kuma kulokhu ukupha ubufakazi lawe uzakwenza. Futhi ngalokho ngokuhlakaza ukukhanya kwakho lobhaphathizo lukamoya ongcwele langempilo eliziphilayo, lezinto uNkulunkulu azenzileyo ukutshengisa ukuthi uhamba lapha, futhi lokukhalipha kwabo basuka kukho baza kwahlulelwa ngabangcwele. Sebevele bahlulelwa, sebevele bakwedlula khona. Oh, minabo bengikhuluma ngamandla okukhuleka, amandla okukhuluma, amandla empilo engcwele. Amen. Yikho lokho umoya ongcwele ozakwenza. Abanye benu nina bantu lihamba lapho lisithi, awu, angikwanisi ukuthiya ukunatha, angikwanisi nje ukuthiya lokhu. Umoya ongcwele uza ukuzophila phakathi kwakho ukwenza konke lokhu ukungakwanisi kusuke kuwe. Kunjalo wenze abafazi bayekele ukuquma inwele zabo, ubenze bayekele ukugqoka okabhudula lamabhulugwe akulazaba, ubenze bathiye ukunyeya. Oh, yebo, yikho lokho ongakho ukukwenza impilo engcwele. Uzalandela izilayezo zeBhayibheli sonke sikhathi. Umfazi uthi, kuyatshisa nje kakhulu, kumele nje ngigqokelezi, kuyangitshayisa ngekhanda nxa ngithiya inwele zami zikhula. Kodwa akulazaba ngomoya ongcwele, kulapho ukukwenza kube njalo kuzalandela ilizwi khona kanye nje. Yikho lokho umoya ongcwele ozakwenza. Yikukwenza wena ndoda uthibililise ikhanda lakho kubo abafazi abagqoke okungakwananga, futhi uchiye ukubakhanuka, futhi lamalunga ebandla. Yikho lokho omele ukwenze. Yikukwenza uchiye ukubhema lokunatha, futhi ube ufuna ukuba yisikhulu. Uza kususa lokho kuwe, uza kuthoba lapho usenza lokho. Yikho lokho umoya ongcwele ongakho ungowempilo engcwele. Kunjalo ukwenze uthiye ukunyeya, ukwenze uthiye ukudlala amakhazi, ukudlala amadayiza lazo zonke ezinye lezi izinto ozenzayo ekhoneni. Uzakwenza uthiye ukuqhubeka kwakho ngendlela oyenzayo, kuphila ngokungaqiniseki kungakho. Yikho lokho ozakwenza. Kunjalo oza kuyekelisa ukufuna ukuthatha umfazi omunye umuntu. Kunjalo sibili, yikho lokho oyikho, yikukwenza uphile impilo engcwele. Yikho lokho umoya ongcwele ungamandla okokwenza ubeka izifiso zakho ezintweni zaphezulu lapho uNkulunkulu amakhona. Umqondo kaKristu kuwe awungeli ukwenqabeli ukubona lezo zinto lapho ukhangela kizo, uyachibilikisa ikhanda lakho. Kunjalo ikukwenza. Una uthi, angikwanisi ukukwenza. Oh, angeke nje ngikwenze. Sibili, awungeke. Kodwa umoya ongcwele walanda injongo leyo. Yikho lokho owakwenzayo, weza ukuzokhupha kuwe yonke imikhuba yakudala lezinto ozenzayo, lokho okudala ukunyeya. Uzehlukanisa usithi, kusisa uNkulunkulu ngingumethodist, angiyikuba lolutho lokwenza lalabo abagiqiki abangcwele abadala. Umoya ongcwele weza uzokhupha lokho kuwe. Ngingumbaptist, ngingumpresbyterian, angisoze ngiye kulelo xuku labagiqiki abangcwele abakudala. Umoya ongcwele weza uzokhupha bonke ubulukhuni phandle kwakho. Yikho lokho owakwenzayo, uyakugeza egazini aku-ayine. Yikho lokho oweza ukuzokwenza. wabuya ukukuqondisa wathi wenza indawo ezingaqondanga ziqonde. Yikho lokho oweza ukuzokwenza, ukukuqondisa, ukwenza indawo eziphezulu zehle phansi, wenze izintaba zonke zikhangeleke sengathi ziyaqolotsha zonke njengenqama ezincinyane, futhi wonke amahlambu aqakeza izandla zawo kuwe, inyoni zihlabela okwahlukileyo, amabhera entokozo ekhala, akula mazaba. Yikho oweza ukuzokwenza, yiyo injongo kaNkulunkulu ethumela umoya ongcwele ukuze wenze lezi izinto, ukuze uhambe ngokumlandela. Manje angifuni ukulizwisa ubuhlungu, kodwa ngilitshelile ngilapha ngokuqiniseka okujulileyo ukuze ngingalincweli kanye ngesikhathi yeqa ngiphume emzileni kwenye indawo futhi ngihlale leqiniso, kodwa ngihlale lapho futhi ngikwenze ngendlela engasoze ilincwebe kalukhuni. Kodwa ngifuna ukulitshela enye into. Nxa iBhayibhili lisithi akulunganga ukuba umfazi aqume inwele zakhe, futhi wena uthi ulomoya ongcwele futhi uqume inwele zakho, yamangala nxa uvele ulawo. Umahlanyi nxa kukwenza lokhu, kulokhu kutshengisa ukuthi kulolunye uphawu olumelana lawe. Nxa iBhayibhili lisithi kobi ukuba umfazi agqoke isembatho esihambelana lesendoda, uthi liyagqoka lawa amahovolosi amancinyane akudala, futhi lamabhulugwe phandle lapha emgwaqweni, lina bafazi abakhulileyo. Ngithemba umntwana omncinyane uza kuba into lokho bedlala labafana abancinyane lezinto, kodwa khangela lapho lina, lapho lina bafazi abakhulileyo iminyaka elitshumi lanhlanu, elitshumi lesithupha, elitshumi lesificaminwembili ukudala kukhwela kusiya kugogo phandle lapha emgwaqweni, futhi iBhayibhili lathi kulihlazo emehlweni kaNkulunkulu umfazi ukugqoka lezo zinto, futhi liyazigqoka loba kunjalo, futhi lithi lilomoya ongcwele. Ngiyamangala, kwesinye isikhathi umoya ongcwele uyalandela ilizwi likaNkulunkulu ngokugcweleyo, futhi umtshumayeli ngemuva kwepulupiti ongela musa oweneleyo ukukutshumayela, ngiyathandabuza ukuba ingabe elawo. Lokho yikho kanye awu, yikho lokho umoya ongcwele ongakho. Kumele uphe umgcobo umtshumayeli, ikupha ubungcwele eqembini, ikubeka ibandla ohlelweni, ikuletha ukubambana komoya, ikusibambanisa ndawonye ngamandla, ikusibambanisa ndawonye ngothando, uthando lobuzalwane. Angilandaba uba ngumethodist, baptist, presbyterian, lutheran loba yini oyikho, ngasonke besingomoya ongcwele munye, sibhaphathizwe emzimbeni munye, futhi saba ngamalunga omzimba kaJesu Kristu. Akula lutho olukhona, akula lutho oluzayo, indlala, ukulamba, akula lutho olungasehlukanisa othandweni lukaNkulunkulu, uthando lukaKristu, uthando lukaNkulunkulu olukuKristu. Ngoba sizelwe ngokomoya wakhe, sageziswa egazini lakhe, siyisidalwa esitsha. Yikho lokho uNkulunkulu abuya ukuzokwenza, yikho lokho umoya ongcwele ongakho. Yebo mnumzana, yikho lokho. Manje abantu bayangikhangela ebusweni, izandla ezinengi ziye phezulu, yilo moya ongcwele. Bona sibili wawukhona. Oh, khathesi ngizachiya nje lokhu kancinyane lapha, lokhu kuyabekwa ethephini, kodwa sizangena kokuningi kwakho kusasa ebusuku. Nxa usithi ulawo futhi kulecala lalokhu, ngiyamangala ukuthi kuyini okukukhokhelayo. UNkulunkulu kasoze akukhokhele ngaphandle kwelizwi, uzakugcina ulelizwi, ngoba yiyo imilayo kaNkulunkulu uqobo yebandla lakhe, ebantwini bakhe, ebafazini lasemadodeni. Awu, kuthi akungoni ukwenza lokhu kumbe lokho akukwenzi. Ilizwi lithi kuyakwenza, futhi nxa umoya ongcwele uphakathi kwakho uza kukhokhelela elizwini, akusoze kube lezaba. UNkulunkulu akaguquli kumbe ukwenza izaba, wenza isimiso, wena kumele ufinyelele kuso. Yikho kuphela, yikho okuyikho ngomuntu wonke, ubuya ngendlela efanayo. Petro wathi, pendukani lonke libhaphathizwe, lonke ebizweni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona-ke izakwamukela isipho sikamoya ongcwele. Bona, yikho kumele sitshaye umzila lowo. Manje angitsho ukulizwisa ubuhlungu, ngiyalithanda sibili, kodwa mfowethu, dadewethu, uyananzelela na kanye lokho? Ngiyakwazi ukuthi kufanele ngime ensukwini zokucina kulokho kuvuswa kanye lesizukulwane lesi sabantu ukuthi ngiphe umlando ngaleli lizwi ukuthi umoya ongcwele etshengisa lokhu ukuthi lami ngikuthumayela phandle le uza kumangaphi uza kuphunyuka kanjani awungeke ukwenze mngane kungakwenzi anje misa lokho loba yini okwenzayo okubi kuyekele wena uthi angingeke khona-ke awukabi lo menqabisi kuwe lapho umoya ongcwele usiza uyakupha amandla phezu komhlaba futhi nxa udalela lokho akukhulumayo nxa uthanda umhlaba kumbe izinto zomhlaba kungenxa yokuba uthando lukankulunkulu alukho kuwe manje akulazaba ukwenza kube sobala futhi kufanele size kulolo phawu ngiyakwazi licabanga ukuthi ngimubi kodwa nje ngimubi okugcweleyo khona khathesi bona lalelani kuliqiniso lokho manje kubuya phezulu kukho mfowethu dade wethu ungavumeli amanye alawa amakholeji ahlakaniphileyo lapha ekutshele oh lokho yinto yakudala engelamsebenzi nxa kuyinto endala engelamsebenzi khona-ke unkulunkulu yinto endala engelamsebenzi futhi nxa unkulunkulu eyinto endala engelamsebenzi khona-ke ninjalo lami ameni ngifuna ukuba njengaye ngani umoya wakhe ukimi olambayo uwoma ubiza into yonke ephikisayo ilizwi nxa abantu besithi kulungile oh nxa umuntu edlala amakhasi amancinyane okokuzikholisela lokubheja ngepeni kumbe amabili kulungile unkulunkulu uthi kakulunganga oh nxa nje ungathatha ukuzilibazisa futhi nje ubusudakwa kancinyane kanye ngesikhatshana kodwa unkulunkulu wathi maye kuye oh wena uthi kulungile mfowethu Branham ngiyaquma ibele zami ngoba ngokwento eqotho umfazi ngiyazi bonke abafazi bayakwenza angilandaba lokho abanye abafazi abakwenzayo abayisiwo mzekeliso wakho kumbe abasovasi wakho nxa ulomoya ongcwele phakathi kwakho uzalandela izilayezo zakhe kungenani lokuthi abantu bathini ngawe aw mfowethu Branham kuyatshisa kakhulu nje futhi kumele ngigqoke lezi izigqoko ezincinyane ezithilethile isihogo sitshisa ukwedlula lokho dadewethu othandekayo mangikutshele lokho futhi ungenzi ukukhumbule lokho futhi umoya ongcwele uzakuhlala ukukhokhelela eqinisweni futhi iqiniso lakhe lilizwi ilizwi lami liqiniso makuthi lonke ilizwi lomuntu libe ngamanga kodwa elami kube liqiniso futhi cabanga nje isinengiso ungakucabanga leli libala elibi kumtshumayeli ukulitsho kodwa ngangena kuzambuzi lapho nje okungauyamele uphume phandle phose kwakunjalo nje futhi izinto ezingcolileyo emdulwini ngacabanga kwenzakala kanjani emhlabeni ukuthi abantu bengehla phansi futhi banuke futhi lapho ngingena kulezo ndawo ngihlezi ngicabanga ngikunuka bani ngangiphakathi lapho ngangibamba amakhala ami njengalokhu ukugeza izandla zami ngangisesaba ukuthi lapho ngibamba isibambo somnyango njalo kuzakuba kulamagciwane avela emikhuhlaneni yesiki futhi ngacabanga oh olunye usuku ngimile ukugadelwa khona indizamtshina ezinye zazo indawo engangena kuzo kumbe endaweni yesipolo ngangena phakathi lapho futhi ngacabanga oh isihawu futhi enye into yathi kimi yiyo indlela umhlaba onuka ngawo kunkulunkulu kuyizinengiso ngacabanga lapho ngibona umfazi ehamba phansi esitaladeni ethathekile ngalokho futhi begqoke impahla zamadoda yikho okukhangeleka kuyikho kunkulunkulu kuyisinengiso into engcolileyo lenukayo phambi kukankulunkulu kukanti kuzakuya ebandleni ngesonto futhi acece kuzahamba indoda phansi lapho futhi inathe futhi iqilibizele futhi ithande imali futhi adlelezele umakhelwane wakhe futhi layo yonke into ukuthola imali eyengeziweyo futhi enze lezi izinto futhi abheje futhi abheme futhi anathe futhi aqambe amanga futhi-ke ahambe ebandleni futhi afakaze izinengiso ukungcola yilo ibandla elikhaliphileyo uthi awu ingowebandla yebo futhi uvumele ibandla liphume phandle imizuzu elitshumi lanhlanu ukuze wonke amadikoni futhi labo bonke babheme futhi lomalusi laye ingakabuyeli ukuba lebandla Ngitshela, zehlukanise kuyo yonke into engcolileyo. Ngcolisa umzimba ngizawuphidliza, uNkulunkulu wathi uzakwenza, futhi lamuhla phezu kwemvukuzane ibangela amaphesenti angamathumi ayisificamunwemunye lokunye kokufa kompimbo, lemvukuzane yamaphaphu kubangelwa yikubhema igwayi. Ngcolisa umzimba ngizawuphidliza, kodwa baya esihogweni begiqika kanjalo kabakwazi. Futhi omunye umtshumayeli esimakupulupithi elamadigiri amane evela ekholeji bebhema ngokwakhe, ake ngikutshele enye into mfowethu, umoya ongcwele wathunyelwa ukubiza amadoda labafazi phandle kwentsheleyo, zehlukanise. Ibala ibandla litsho ukwahlukaniswa, kumani phakathi kwabo, latsho iBhayibhili. Ningathinti okungcolileyo kwabo, futhi ngiza kulamukela, futhi liza kuba ngamadodana lamadodakazi kimi, futhi ngiza kuba ngunkulunkulu kini. Oh, minabo angitsho ukuba lolunya, kodwa ngitsho ukuba ngothembekileyo lokuba ngoleqiniso. Yebo mnumzana, oh, kuyinto embi okunganani. Madoda labafazi, kungaphi lapho esimi khona lamuhla? Singaphi na? Asineni. Omunye ubusuku anene okwesihlalo esidala esincinyane lapho ekamelweni, kuthi kumele ngivale isitulo esincane esigoqwayo esidala emva kokukhuleka okwensuku ezintathu kumbe insuku ezine. Ngakho ngafika endaweni enjalo, ngihamba ngibhoda futhi ngicabanga, oh Nkulunkulu, kuthi ngangena endaweni enjalo aze ngangazi lokho okokwenza. Athi, Nkulunkulu, lesi sekugcineni komgwaqo, futhi ngiyananzelela ukuthi benginganaki, ngibe lokubizwa engabizelwa kukho, futhi ngidiniwe, futhi ngingakwanisi ukukwenza. Ngacabanga khona-ke angibona inkosi yami idayizela ebumnyameni nganeno, lapho wayediniwe, wayengakwanisi ukuphakamisa unyawo olulodwa emva kolunye, kodwa wayengekho wamelela umfazi wasenayini. Khona-ke umfana walethwa phandle lapho efile, waze wahamba futhi wabamba uhlaka, futhi wasebenzisa amandla amancinyane aye kuye ukuvusa lumfana. Awu, ngadinwa njani! Woyeni indaba ngami, Nkosi! Lapha ngiyacabanga, awu, sengisiba mdala, angeke ngikwenze. Wayelapho uMose, uNkulunkulu ofanayo, lo engimkhonzayo, wema lapho eminyakeni elikhulu lamashumi amabili ubudala. Wayelapho uKalebu, wema eleminyaka yamashumi ayisificamunwemunye elenkemba esandleni sakhe, futhi wathi, uJoshua wabeka inkemba leyi esandleni sami iminyaka engamashumi amane edluleyo. Wayelamashumi ayisificaminwembili leso sikhathi, wathi, yindoda lamuhla njengalokho engangiyikho leso sikhathi. Amen. Ngathi, Nkulunkulu, woba lesihawu kimi. Ngathi, awu, khangela lapha, ngihlezi futhi ngathatha umkami emuva lapho ngesandla nganeno kwaleli Bhayibhili, futhi le Bhayibhili lakhe elincinyane, futhi ngathi, sithandwa, bengikhangelele okungeyisikho, umoya ongcwele uyangicala ngaphakathi kwami. Ngathi, ngicabanga ngabo osinti phandle le, ngicabanga ngoethi right emuva le, futhi labafana abancinyane, ngicabanga ngalokho uNkulunkulu akwenzayo etshengisa ukuthi wayengunkulunkulu wayengadala. Haleluya! Ngacabanga ungitshelile lokho iminyaka edluleyo, angiyikukuthiya, angisoze ngikuthiye. Akula muntu oza kuma phambi kwakho zonke insuku zokuphila kwakho, ngizakuba lawe, futhi kusukela kulesi isandla sokudalula uzakuza lapho okuza kuba kwazi impihlo yenhliziyo. Emva kwalokho uza kuphakama phezulu laphezulu umnyaka. Emva kwalokho watshengisa kuphelele umhlaba wonke, nanku kusiza lokhu leyi enye inkonzo enkulu ekude lakho. Ngathi, sithandwa, ngiyathatha isandla sakho ngosizo lukaNkulunkulu, futhi nomusa kaNkulunkulu. Mangingathathi izinto ngendlela engayisiyo, mangingene kulimvuselelo lapha ukuchumayela njengalokho engingakaze ngikwenze. Mangisuke lapha ukuqala ngizincwelise, futhi ngenzele abantu indlela ukuthi izono zami, ukunganaki kwami kube ngaphansi kwegazi, ukusilela kwami kube ngaphansi kwegazi. Okothi ngihamba phandle futhi ngithi, ilandeleni bantu. Kunjalo ngiyazonda ukubona umfo esithi, hamba uyekwenza. Ngithanda ukubona umuntu ozakhokhela indlela ukuyakwenza. Yebo mnumzana. lapha ngesinye isikhathi esedluleyo saba lomlilo edolobheni lapha iPuff Oil Company yalumatha umlilo wabele Jeffersonville Fire Department phansi lapho kuthi umngane wami indoda elungileyo yayinejwayelanga imililo emikhulu njengalokho wayehamba lapho esithi bafazani amanzi amalutshwana phezulu lapha bafana bafazani amanzi amalutshwana phezulu lapha nanku kusiza iClarksville encinyane phezulu lapho ntintintinti igijima phezulu lapho futhi wathi ukaputeni wezomlilo weqa wathi fafazani amanzi amalutshwana phansi lapha ulala ifasitela leli lapha fafazani amanzi amalutshwana lapha kodwa ngaphetheya komfula weza amadoda ezomlilo abafundisiweyo abavela eLouisville leyo huka enkulu lelele akuzange kume kwaze kwathi ukaputeni waba sekucineni kwelele lapho ilele lisiya phezulu hhayi esephambili waphosa ihloka lakhe engakafiki lapho futhi wawisela ifasitela phandle wathi wozanini bafana yikho lokhu umlilo wacitsha ngemizuzu emilutshwane hathi fafazani amanzi amalutshwana lapha fafazani amanzi amalutshwana laphayana ukubeka engqondweni abanye balaba abatshumayeli abakhaliphileyo wozani ngapha asihambeni ngiyakwazi liqiniso nginambithile ngabona tubo umoya ongcwele uqondile unkulunkulu ulungile ungazami lapha zama laphayana asingeneni phakathi kwakhe ulapha ngokwakho unkulunkulu wapha amandla akhe ebandleni lakhe hathi fafazani lokhu lapha kuthi lifafaze lokhu awusoze wenze ulutho lwenziwe khokelela usiya amen awukwanisi nitsho umbona phakathi kwabo amen sizakwenza njani umuntu ngamunye ohlezi lapha ugcwaliswe ngenye into khona-ke sengizavala kuzafanele ngikwenze emva kwalokho ugcwaliswe ngenye into awungeke uhlale lapho ungagcwaliswanga ngenye into kule mpilo phakathi kwakho impilo leyo iyakubusa futhi leyo impilo ibuswa ngumoya manje ungabe ugcwele umhlaba uthanda umhlaba kumbe izinto zomhlaba uNkulunkulu abe lesihawu kuwe ungabe ugcwele izivumankolo ezivela kwelinye ibandla eminye imikhuleko emincinyane oyithoyo ucabanga ukuthi ikukhuleka emuntwini ofileyo kumbe wenze olunye uhlobo lophawu kuwe uNkulunkulu abe lesihawu kuwe futhi ungaba ugcwele inkolo futhi lokho kubi ngamandla kunjalo iBhayibheli lathi ensukwini zokucina baza kuba ngabenkolo belesimo sobunkulunkulu besiba lesimo sobunkulunkulu kodwa belandula amandla akho abanjalo baxwaye nxa ugcwele inkolo ugcwele usizi inkolo nje yikho kuphela nxa ugcwele izivumankolo awukwazi lokho okhuluma ngakho nxa ugcwele umhlaba uyisiphofu uthi-ke njalo ngabe ugcwele umoya ongcwele amen ithemba ugcwele ngawo futhi nxa ungenjalo ithemba uzagcwala futhi nxa ugcwele umoya ongcwele kuyini olakho ulamandla ulothando ulokuthula ukuthula kwami ngiza kulipha khona kungesikho njengomhlaba ngilipha khona ulokuthula uphawuliwe ulesibonakaliso amen ulokuphumula ulentokozo engakhulumekiyo futhi ugcwele inkazimulo ugcilisiwe o minabo yikho lokho oyikho lomoya ongcwele ule nxa ugcwaliswe ngumoya ongcwele usudlule ekufeni waya ekuphileni ulindele ukuvuka kwabo bonke ngosuku lokucina emhlabeni ozayo ngenkosi yethu uJesu Kristu futhi labo abambonayo esiza enkazimulweni lobukhulu ulwandle luzanikela abafileyo babo imizimba engaboliyo yalabo abaleleyo kuye izaku bazalala kuye ungena njani kuye ngomoya munye sibhaphathiziwe sonke emzimbeni munye imizimba ebolayo yalabo abaleleyo kuye izaguqulwa futhi yenziwe njengomzimba wakhe uqobo oyinkazimulo ngalokho uyenelisa ukuthobisa zonke izinto phansi kwakhe yezwa ilizwi livela ezulwini watsho uJohane lathi kimi bala babusisiwe abafileyo yabo abafela enkosini uzangena njani phakathi ngomoya munye sibhaphathizelwa emzimbeni labo abafayo enkosini kusukela lapha ngoba bayaphumula emisebenzini yabo lemisebenzi yabo iyabalandela yikho lokho akuthumela khona umoya ongcwele oh isiqiniseko esibusisekileyo uJesu ungowami ngiphakathi kwakhe futhi yena uphakathi kwami ubaba ekuwe futhi yena ekubaba futhi ubaba ekimi futhi mina ngikuye uJesu ungowami oh ukunambitha bani wangaphambili kwenkazimulo yobuNkulunkulu injalifa yozindiso ngithengwe nguNkulunkulu ngizelwe ngomoya wakhe lapho ngigezwe egazini lakhe amen angisoze ngikuntshintshanise oh minabo wonke amatsha abomvu aligugu namadayimana lesiliva legolide amabhokisi akhe enotho agcwele kulenotho engakhulumekiyo ngoba ngingumntwana wenkosi ngumntwana wenkosi nojesu umsindisi wami kungenza umntwana wenkosi amen futhi amen ngingeke ngikuntshintshanise ngingeke ngikuntshintshanise ile minye emibili kumbe emithathu khonake nanko omunye umbhalo lapho usigcwaliswe ngumoya ongcwele yizo izinto olazo khonake uyini oyikho emhlabeni owezizweni ngiyazi seziphuzile kodwa akuphuzanga kulokhu owezizweni
Oh, we're pilgrims and we're strangers here. We're seeking a city to come. The lifeboat soon is coming to gather his jewels home.
Yezwa amanzi ekhaphaza abetheya komfula iOhio lapho ngisase ngumfana ongumthumayeli omncinyane boze iminyaka engamathumi amabili kudala ngihlabela lokho lapho uthi ngezwa ngakhangela ngaphezu kwami uthi ngezwa ilizwi lisithi khangela phezulu nanku kusiza lokho okukhulu ukukhanya kulengile khona phetheya wabuya kuhamba phansi ngaphezu kwami futhi kwathi njengoJohane umbhaphathizi wathunywa ukumemezela ukubuya kokuqala kukaKristu uza kuba lombiko ozamemezela ukubuya kwesibili kukaKristu oh ngingakukholwa njani kodwa kwenzakala njengokufanayo futhi lobu busuku imililo yemvuselelo iyavutha kuwo lakuwo wonke umhlaba ibandla elikhulu elihlengiweyo likaNkulunkulu laziphakamisa ngokwalo phandle kwaleyo ndawo futhi le mikhankaso emikhulu yokusilisa lezibonakaliso lezimangaliso lezimanga zitshengisa ukubuya ungowezizweni futhi ungowemzini wenza izinto ezimangalisayo ezehlukeneyo lalezo owawuvame ukuzenza awenzi njengalokho owawuvame ukukwenza abantu umoya ongcwele lapho usiza phezu kwakho futhi ugcwaliswe ngumoya ongcwele awusanaki izinto zomhlaba awusanaki izinto ezikuphazamisayo wena awusakunaki khona-ke uba yisidalwa esenza okungejwayelekanga idada elibi kibo ingqungqulu encinyane eyacacadelwa ngaphansi kwesidleke sesikhukhukazi lokho engakuchumayelayo futhi lapho ingqungqulu inyakaza isidleke sayo uyisidalwa esikhangeleka ngokungazisisekiyo kibo kodwa oh inabo uhamba phezu komgwaqo wenkosi amen oh kungumgwaqo oya ezulwini futhi ngihamba phezu komgwaqo wenkosi ngithi khangela lowo mgiqiki ongcwele lelo dada elibi ngulowo mthumayeli ongumgiqiki ongcwele umthumayeli odumileyo emethodist wathi emuntwini lamuhla eLouisville wathi ngithanda ukuncedisa umfowethu Bill kodwa liyazi lokho engizakwenza kuzamele ngikhuphele intamo yami phandle awudingi ukukhuphela intamo yakho phandle ngami wakhuphela impilo yakhe phandle ngenxa yami amen ngihamba nje emgaqweni wenkosi yikho kuphela oh mina bo ngigcwaliswe ngumoya wakhe ngizelwe ngumoya wakhe ngigeziswe egazini lakhe haleluya sijabula futhi-ke enye into ani kuyini lokho okukwenza wenze lokho kulokhu ungumuntu kodwa kuyini okukwenza ukwenze kungenxa yokuthi uyabuya wena umoya wakho ubuya uvela phezulu nguNkulunkulu ekuwe lapho ngisiya eRoma ananzelela ukuthi bona bonke babe lomoya wesiRoma lapho ngisiya eGreece bonke babe lomoya waseGreece ahamba eNgiland bonke babe lomoya wesiNgisi lapho uhamba ezindaweni uyathola khona ke uyathola umoya weMelika kubi kakhulu lapho ngisiya emngcwabeni eSan Angelos eRoma babe lokulotshiweyo phezulu lapho siyacela bafazi basemelika gqokani izigqoko ukuhlonipha abafileyo umoya wemelika bakhangele besehla endizamthineni futhi lazo impahla ezincinyane bezigqokile futhi lo muntu wonke aqale ukubakhangela futhi nanko kusiza unkosazana melika lo ngumoya wemelika uyakwanisa ukubona ukuthi uvela ngaphi egqokile fana edonsa inja endala elamakhala amade ngemuva kwakhe kunjalo oh yebo yena ungumelika unkosazana melika hamba phansi yazi eziqhenya njengalokho ngani ulo moya wemelika kodwa uJesu wathi wafakaza emelana lakho lolosuku wathi livela kulumhlaba phansi mina ngivela phezulu futhi nxa ulo moya kaKristu kuwe kuvela phezulu kona-ke ungowemzini lapha kodwa ulemvelo yendawo lapho ovela khona yikho lokho engizama ukukutsho umroma uyabuya lapha anwaye ikhanda lakhe uthi umjelimana uyabuya lapha amamelika ahambe khonale ngani lile mimoya yalawo mazwe elivela kuwo yikho lokho okusenza sehlukane kangako lomhlaba lingabavela phezulu lizelwe liyizakhamizi zomunye umbuso liyakukholwa yikho lokho umoya ongcwele oyikho likukwenza ube yisakhamuzi sombuso kankulunkulu khona-ke nxa uyisakhamuzi sombuso kankulunkulu kukwenza wenze njani njengalokho unkulunkulu esenza embusweni wakhe manje kuyini lokho unkulunkulu akwenzayo embusweni wakhe ibungcwele ukulunga ubumsulwa bomcabango ubumsulwa bengqondo amandla nothando usiya kwabalahlekileyo usilisa abagulayo usenza izimangaliso usenza izinto ezinkulu khona-ke emhlabeni likhangeleka lihlanya futhi bathi labo bafu baphambene emakhanda abo bona kodwa uyisakhamuzi sombuso omunye owodwa umbhalo nxa lifuna ukuwubhala phansi uJohane 12:24 mangilicaphunele wona ngokuphangisa uJesu wathi nxa uhlamvu lwengqoloyi luwela emhlabathini ngaphandle lufe alungeke lulethe enye impilo manje khangela esinye isitho esisodwa sokuvala manje futhi khumbula khona-ke ngempela manje kini bantu ngempela kuyadingakala futhi kufanele futhi uyacindezelwa futhi ubanjwa ngamandla ukuthi wamukele umoya ongcwele manje ngoba nxa ungawemukeli awungeke ubuye ekuvukeni manje khangela unkulunkulu angeke ephule imithetho yakhe siyakwazi lokho uyalandela imithetho yakhe manje uhlamvu lwengqoloyi kumbe olwebele sizaluthatha njengalokho uJesu akukhulumayo lapho yebo sibili ibele ebhayibhilini bengikubala nje khona lamuhla kukhuluma ngentanga yefulakisi loba yiluphi uhlobo lwentanga kodwa ingqoloyi ibhali umumbu kumbe ini kulibele kodwa lapho uhlamvu lwengqoloyi liwela emhlabathini khathesi kukhona sonke thina lapha sibonile siyakwazi lokho kuyenzakala uhlamvu lwengqoloyi kumbe intanga yebele ingakhangeleka njengalokho okungaba yikho futhi uyifake emhlabathini futhi nxa uhlamvu lolo lulempilo eqhubekela phambili luzakuya phansi lamuhla luzizale ehlangeni futhi luphenduke njalo phansi futhi luye phezulu njalo futhi luphenduke phansi yimpilo eqhubekela phambili nxa ibelelelo lingela mbewu yempilo kulo akulandaba likhangeleka lilihle okunganani alisoze limile. Liza ngena emhlabathini futhi libone futhi yikho. Ingxenye yalo okulibumbayo kungasetshenziswa ukwenza ifethalayiza lezinto emhlabathini. Kodwa mayelana lokuba libe liphila njalo, alisoze liphile ngaphandle lile mpilo eqhubekela phambili phakathi kwayo. Loba ngubani uyakwazi lokho? Awungeke nje. Kungaba labantu ababili, omunye wabo eyikho kanye nje, bobabili babo befanana nje, omunye wabo angaba ngumuntu olungileyo, angenza imisebenzi emihle, angenza okunjalo, kodwa ngaphandle umuntu lo abe lempilo elaphakade kuye, akasoze aphakame ekuvukeni. Angeke akwenze, akulalutho lapho. Lokuvusa akulalutho, lokumphakamisa akulampilo. Ngakho yabona mfowethu othandekayo, dadewethu othandekayo, ngaphandle umuntu azalwe kutsha angeke langayiphi indlela aphenduke embusweni lowo. Angeke ngaphandle uhlambu lolu lwengqoloyi duwele emhlabathini futhi lufe. Aye khuluma ngaye, kodwa wayelayo kungasi impilo eqhubekela phambili. Wayele mpilo elaphakade futhi impilo akupha yona ukuthi ungaba lohlobo lwempilo efanayo. Manje nxa ule mpilo yomuntu nje eneleyo ukukuhambisa ndawo ngendawo futhi ukanuka, lo ophila phakathi kwentokozo ufile lapho esaphila, awungeke uvuke. Ungabe uyinkazana edumileyo sibili esikolo, ungabe uyinkazana edumileyo sibili emdlalweni wamakhasi esigabeni sakho, ungabe ungumfazi ogqoke kuhle elizweni, ungabe umuhle kulabo bonke, ungabe wakheke kuhle kulabo bonke, ungabe uyisithombe endodeni yakho, ungabe uyizinto zonke lezi, lokho kuhle lokho. Kodwa dadewethu, aphandle ulomoya ongcwele phakathi kwakho okuyimpilo elaphakade ekugcineni kwalumgwaqo usuphelile. Futhi kanye landaba ukuba ukhangeleka kanjani, kumbe ukuthi izinto lezi zinjani, kumbe ungabe ungadumanga, kumbe udumile okunganani, umuhle okunganani, kumbe umubi okunganani, nxa ule mpilo elaphakade onale uzaphila nini lanini futhi nini lanini. Lapho inyanga lenkanyezi kungasekho futhi umhlaba usukhale watshayelela ezintabeni lakumagwadule futhi yonke into isi ayibanga ayisekho futhi umhlaba utatalika njengomuntu odakiweyo esiza ngekhaya ebusuku futhi inkanyezi ziyala ukukhazimula futhi ziwe phansi emazulwini futhi lenyanga iphenduke ibe ligazi futhi ilanga libe lenhloni futhi lifihle ubuso balo, lapho zibona indodana yomuntu isiza kuzakhazimula ekulungeni kukaJesu Kristu ukuphuma ethuneni njengomncinyane umfazi omuhle ukuthatha umunye wakho futhi uphile nini lanini 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 futhi lezikhathi ezilaphakade uzakube ulokhu uphila. Yikho umoya ongcwele ongakho. Nxa usizwa ukudonswa okuncinyane ungakwali. Uyini umoya ongcwele uNkulunkulu ekuwe? Ungowani ukuqhuba umsebenzi wakhe phakathi kwabantu bakhe, ukuletha ibandla lakhe ndawonye, ukuletha ibandla endaweni kulolu suku, ukwedlula kude amaLutheran, Methodist lamaPentecost, endaweni yokubekwa ubuntwana nomusa wobuhlwithwa, ukuthi lapho ingxenye yebandla, lapho umoya ungena kuleli bandla, lapha lizakuphakama nje futhi lizakuletha. Liza kuletha bonke abahlengiweyo abathintele umoya, lawo maLutheran awamayo lapho kanye lokukhanya bonke ababelakho ekulungisisweni, lawo amaMethodist ayewela esibuyeni futhi baletha amanzi ebusweni babo kusukela umoya ubachaya ngokungcweliswa, lawo maPentekosti ayehamba phezulu laphansi ezitaladeni futhi bababiza abolini kusiya emapatshini futhi abakhuluma okungazwakaliyo futhi lolimi olungazwakaliyo futhi lakho konke kwalokho bayakuma ekulungeni ebusweni bukaNkulunkulu kulolo suku kuqinisekile njengebhayibhili leli limile lapha. Nxa lingikholwa ukuba inceku lingibiza umprofethi wakhe, angizibizi lokho kodwa lalelani, ngiyalitshela ebizweni lenkosi, labo abakuKristu uNkulunkulu uza kubaletha kanye laye ekubuyeni kwakhe ekuvukeni futhi kuphela labo abakuKristu singena njani kuKristu bathandekayo ngesivuma nkolo sinye siyajoyina phakathi sonke hatshi ngokuqhawulana isandla kunye sonke sidonselwa phakathi hatshi ngamanzi manye sonke sibhaphathizelwa phakathi hatshi kumbe ngenhlanganiso yesonto eyodwa sonke sihlanganiselwe phakathi hatshi kodwa ngo abaseKorinte bokuqala 12:13 umoya munye umoya ongcwele umoya kaNkulunkulu thina sonke si Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian, hamba ekukhanyeni njengoba esekukhanyeni sinobudlelwano omunye lomunye futhi igazi likaKristu indodana kaNkulunkulu liyasihlanza kukho konke ukungalungi ngomoya munye sibhaphathizwe sonke emzimbeni munye futhi senziwa abahlanganyeli bomusa wakhe awungeke uye ekwahlulelweni lowo ozwa amazwi ami futhi akholwe akula muntu ongakholwa aze abe lomoya ongcwele futhi okholwa kuye lowo ongithumileyo lapho umoya ongcwele usufakazile ngokuvuka kwakhe kule mpilo elaphakade futhi akasoze abuye ekwahlulelweni kodwa usedlule ekufeni waye ekuphileni ini awusoze ubambe ukwahlulelwa awusoze ume esihlalweni esimhlophe sokwahlulelwa uhlangana lokwahlulelwa kwakho bona lapha usudlule ukwahlulelwa kwakho lapho usudlulile futhi uthi angilunganga futhi ukufunda kwami akukuhle Nkosi ngena kimi futhi ungithathe futhi ungikhokhele Nkosi angilandaba lokho lumhlaba ohlanyayo okuthoyo ngikhokhele Nkosi ngomoya wakho usuwahlulelwe khonake zahlulele njengesibula sikaKristu futhi ekulungeni kwakhe ngalolo suku sizakuma singabangafiyo emfanekisweni wakhe indlela eyodwa kuphela njani ngomoya munye sibhaphathiziwe sonke emzimbeni munye futhi lapho usemzimbeni lowo ukwahlulelwa sekuvele kwahlulela lowo mzimba futhi umamukele njengenhlawulo yesono sakho wena uthi yenzile lokho mfowethu Branham khonake nxa umoya ongcwele usuphendukile futhi wakupha uphawu njengesibonakaliso lowo moya uyakuletha emzimbeni kaKristu uyachibilika ngenye indlela uthi uyisidalwa esitsha kuKristu Jesu osidlulile ekufeni wangena ekuphileni izinto zakudala sezedlula futhi umutsha kuKristu amen oh ngiyacela manje kunene mfowethu ongumKristu kumbe bodade wethu ungavumeli imvuselelo leyi ikwedlule umele wemukele umoya ongcwele uyini umoya kaNkulunkulu wawungowani ukukukhokhela akuhole ukukugcwalisa akungcwelise akubizele phandle ebandleni liyini ibandla lithoni ibala elithi ibandla ababiziweyo behlukaniswa oh ngingathatha intshumayelo kulokho khona khathesi ababiziweyo behlukaniswa abezizweni kude lomhlaba izihambi labemzini bezitsho ukuthi kasilalo lapha idolobho lasemhlabeni esifisa ukuphila kilo oh minabo njengo Abrahama loIsaka loJakobe bahamba behlala ematenteni elizweni bazitsho ukuthi babezihambi labemzini inzalo yendlalifa indlalifa emuva le ubaba indlalifa sinzalo yabo futhi babedinga idolobho umakhi lomenzi waye nguNkulunkulu amen babedinga futhi lamuhla inzalo yabo ilokhu idinga idolobho elizayo besithi angifuni ukujwayelana lalumhlaba angifuni lutho lokwenza lalumhlaba ngifuna ngidinga idolobho elakhiwe amacele wonke alingana ngidinga idolobho elinempilo elaphakade lapho ilanga elingasoze lichone khona lapho kungasoze kube khona ukuluphala lapho kungasoze kube khona ilembu lokuzila esibambweni somnyango kumbe ithuna eceleni koqaqa ngidinga lelo dolobho umakhi lomenzi walo uNkulunkulu kulendlela eyodwa yokulifumana kwakulelitshe elaqethulwa entabeni kungenezandla lelo elagiqikela emhlabeni futhi lawuchoboza futhi waba njengengqoloyi kumbe ikhoba esibuyeni sokubhulela. Makuthi lelo litshe uKristu Jesu, lelo litshe lokukhubekisa emhlabeni, ilitshe lokuzondisa, ilitshe lokuhlekwa, ilitshe lesikhubekiso ebandleni, kodwa eliligugu lelitshe lokukhanga kukholwa, ilitshe lesiqiniseko, ilitshe lokuphumula. Oh, minabo ukuphumula, ngiyazi ukuthi ngedlule ekufeni ngaye ekuphileni, umphefumulo wami usekuphumuleni. Oh, wozani kimi lonke elikhatheleyo lelisindwayo, futhi ngizalipha ukuphumula emiphefumulweni yenu. Isibonakaliso esiza kukhulunywa kubi ngaso, watsho umprofethi kuMariya, kuza kuba isibonakaliso sibili, kuza kuba yiso kodwa kuza kuba isiqiniseko, kuza kuba luthando, kuza kuba ikusuthiseka, kuza kuba yinto oza kuba yazi ukuthi usudlule ekufeni waya ekuphileni. Mfowethu, dadewethu, njengomfoweni, njengenceku yenu kuKristu, angilinceni njengenhliziyo yami yonke, lingavumeli lokhu kuhambe phezu kwamakhanda enu kumbe kuledlule eceleni kumbe ngaphansi kwenu. Wamukele enhliziyweni yakho futhi uzakuba ngumuntu othokozayo emhlabeni. Angilithembisi ukuthi lizathola isigidi samadola, hhathi mnumzane. Mfowethu Leo, ngicabanga kulokuningi kwalokho okuthenjiswayo khathesi, izigidi zamadola, izinto abachiyeneyo abazikhulumayo. Nxa ungaba ngumKristu uzathola izigidi zamadola futhi uzakuba ngumuntu onothileyo. Angilithembisi lutho, ngilithembisa lokhu, into kuphela engingalithembisa yona usindiso lwakhe, umusa wakhe wenele kukho konke ukuvivinywa. Abantu ePentekosti babengafuni ngitsho ukubala lokho ababelakho, manje khuluma abalezigidi, babengafuni lokho ababelakho. Dadewethu Angie, ngizathanda ukukuzwa wena logethi lihlabela ezinye zalezi insuku, ungaphi yena iviki lokubuya ekhaya ezinye zalezi insuku. Abaningi babo sebethe bedlula emkhawulweni kusukela kuleso sikhathi. Oh, minabo abazange bacele izinto ezinkulu, abazange bacele imali. Kungani? Petro wathi, isiliva legolide kangilakho, kodwa lokho engilakho ngiza kukupha khona. Futhi ngitsho lokho lobu busuku, bangani, intokozo, uthando, isiqiniseko, leso engilaso kuKristu nokuvuka kwakhe, lokho engilakho ngikupha kini njengabantwana bakaNkulunkulu. Futhi libuye futhi lihlale esiphambanweni nxa uNkulunkulu elibizile, futhi ungaphakami lapho libuya kusasa ebusuku. Liyabuya ukungena phakathi lapha futhi lihlale kuze kuphele, kumbe libuye futhi siza kukhulekela futhi sibeke izandla phezu kwenu. Hamba, yilo uhlelo lweBhayibhili, beka izandla phezu kwabo ukuba babe nomoya ongcwele. Futhi-ke siza kuya yina, hambani ekhaya lenu. Nxa uhlala khona lapho, uhlala ubusuku bonke, uhlale olunye usuku olulandelayo, uhlale amakhefu onke, uhlale kuze kuqale umnyaka, futhi uhlale njalo, uhlale kuze kube. Lokho loba kuyini esikulayayo mayelana ngakusasa ebusuku, silitshengisa eBhayibhilini lokho okufanele kubuye. Kuzabuya futhi lapho kusiza khona-ke kakula kodeveli abeneleyo ekuhlukuluzweni. Ngiyazi seledlule ekufeni langena ekuphileni. Uyisidalwa esitsha kuKristu Jesu, amabhera entokozo ezulwini azakhala. Mfowethu Othar, ngiyakutshela uyakulumathisa ngomlilo. Nango umfana omdala ehlezi lapha, umfo wami omdala, lo owayeyisigebenga ehamba le mibhobho eceleni kwakhe, edinga umuntu ekhoneni, omunye umuntu wokudubula ubuchopho bakhe. Uthi kuyini okwenzakalayo? Olunye usuku wakhangela wakholwa ekuphileni, futhi waqhubeka ehamba walandela imihlangano yami. Futhi lumfo odubekayo engela okweneleyo ukuthi adle, futhi wacambalala, futhi walala ezixukwini eceleni kwethente, elambile, eyomile. Uthi ngolunye usuku umoya ongcwele wabuya. Oh, mfowethu, wakuguqula, awuzange na? Waletha ukuphila, futhi kwasusa ukufa, inzondo yasuka, futhi uthando lwangena. Oh, minabo, ubutha lombango konke, wawela khatshana, impilo entsha yangena. Khangela lapha kwezinye izikhathi, ezinye izikhathi, futhi phandle lapho. Oh, amabhera entokozo, asezulwini ekhala, bangani. Akula enye indlela kimi yokukuchasisa. Lalelani ukuthi ngingachiya lokhu. Nga lipholiwe ubufakazi bami njengenceku kaKristu ukuthi ngizamile ukulitshengisa kuvela eBhayibhelini likaNkulunkulu ukuthi kuqondile. Futhi nga amazwi ami ezwakala nje sengathi ayamangalisa ngalokhu. Khangela kulowo mfanekiso emhlabeni wezesayensi. Khangela isithelo ukuthi le insika yomlilo eyakhokhela abantwana bakwa-Israyeli. Khangela isithelo esisithelayo. Khangela lokho okukwenzayo, lokho okukukhulumayo. Akusini lo okhulumayo, nguye lo okhuluma ngawe. Yabona, akusini obona umbono, nguye okhuluma ngawe. Kayisini osilisa abagulayo, nguye ophakathi kwakho osilisa abagulayo. Kayisini otshumayelayo iligwala langangemuva futhi abalekela lo mcabango, kodwa nguye okhulumayo. Angilazi ilizwi, kodwa uyalazi lona. Yikho lokho okuyikho. Futhi nango elapho, futhi leyo ngilosi efanayo kaNkulunkulu ikhona lapha esakhiweni lesi lobu busuku. Oh, ngimthanda kanganani.
Manje bangaki abafuna ukwamukela umoya ongcwele? Thatha ukuhlolwa okwempilo zethu. Bangaki abangakawemukeli futhi abafunayo ukuwamukela? Phakamisa isandla sakho uthi, mfowethu Branham, ukujula kwenhliziyo yami, ngifuna ukwamukela umoya ongcwele. UNkulunkulu alibusise yonke indawo. Bangaki kini labo asebewamukele futhi bathande ukuhamba njengalokho abakwenzayo kuimisebenzi 4 futhi bathi, oh Nkosi, oh Nkosi, yelula isandla sakho ukusilisa futhi utshengise izibonakaliso lezimangaliso ebizweni lomntwana wakho ongcwele uJesu, futhi ungiphe isibindi sonke sothando, ukukhuluma futhi lokugcwaliswa okutsha. Yebo, nansi esami lami Nkulunkulu, ngiphe wona. Asikhothamiseni amakhanda ethu ekujuleni kokuqiniseka. Umuntu ngamunye ubambe isifiso sakho enhlizweni yakho. Nkosi Jesu, siyavala lokhu kubuthana okuncinyane lobu busuku emva kobudlelwano elizwini lomoya ongcwele, ukuthi usibuzise njani futhi wathulula enhlizweni zethu amafutha elizwi lakhe. Kulabatshumayeli, kulabantu lapha, labo ababe yinhlobo zonke zempilo, abanambithileyo futhi babona inkosi inhle. Sesisazi lokho umoya ongcwele oyikho khathesi, isithembiso sikaNkulunkulu kuyimpilo elaphakade kubaningi abakholwayo. Futhi siyakwazi ukuthi umoya ongcwele wawungumoya kaJesu Kristu uthunywe emuva, futhi uphakathi kwethu lamuhla njengoba uNkulunkulu wayephezu kwethu kuleyo nsika yomlilo. Leso sikhathi wahamba kanye lathi phakathi umzimba owabizwa u-Emanueli, uNkulunkulu ulathi, futhi khathesi uphakathi kwethu ngomoya ongcwele, uNkulunkulu ephakathi kwethu. Oh, uJesu wathi, kulolo suku ngiza kuba kwazi ukuthi ngikubaba, futhi lani likimi, futhi mina ngikini. Ngiza kuzwisisa ngalolo suku ngoba lisemhlabeni wobumnyama ngokutsho khathesi, kodwa ngalolo suku ngiza kuzwisisa. Baba, bekungeke kwenziwe kube sobala futhi kuphelele, ngoba ngaleso sikhathi sasingelalutho lokuba sibe nokholo, kodwa yonke imisebenzi kaNkulunkulu ibuswa ngokholo, futhi ngokholo elizwini lakho ebufakazini bukamoya ongcwele lobo esibaziyo ukuthi bukhathesi. Ngiyacela ukuthi wonke umphefumulo olambileyo phakathi lapha ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Labo abangelawo wona futhi bewulambela wona, kumbulani nje singathi kibo, Nkosi, njengalokho ukuthi wathi, ngibusisiwe lina lapho lilamba loboma lizasuthiswa. Leso isithembiso, futhi uyabusiswa ngokulamba libusisiwe ukuba kwazi ukuthi uNkulunkulu ukhulume kuwe ngoba kwathi akula muntu ongeza kimi aphandle ubaba wami amdonse kuqala futhi Nkosi labo abangamaqhawe amadala lapha baphakamisele phezulu izandla zabo lesami besiphezulu oNkosi siphe amandla okwelula isandla somntwana wakho ongcwele uJesu ukuthi izibonakaliso lezimangaliso zingenziwa ukuthi kube yinkonzo ejulileyo into enkulu kulaleyo eseyake yenzakala siphe isibindi nothando ukukhuluma ebantwini siphe khona Nkosi ngoba lathi ezintweni zonke siyacela ebizweni likaJesu futhi kusasa ebusuku Nkosi makube lo moya ovukuzayo olamandla uyele kulesi sakhiwo ukuthi kuzakuba njengolunye usuku lwePentecost isisekelo sesibekiwe yonke into isilindile inkabi sezibulewe amathole asebulewe inqama zibulewe itafula zelilungisiwe izethekeli zinqusiwe oNkosi thumela ijubhili yePentecost kusasa ebusuku kulesi sakhiwo ukuthi ugcwalise umphefumulo wonke ngobhaphathizo lukamoya ongcwele.
We ask it in Jesus' name. Amen.
Siphe khona baba, siyakucela ebizweni likaJesu. Amen.
We'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold. Perhaps a thousand strings. We'll sing and shout and dance about. The Lamb will dry our tears. We'll have one home from homing week. The first 10,000. Amen. The precious blood of God's own Son has cleansed and sanctified. A wonder speak before His name, and they are called the bride. Though you're neglected and despised, one day the Lord will bring those chosen ones within Him.